Ivangeli elalotshwa nguLuka. ULuka isahluko sokuqala. Njengoba abanengi sebezamile ukuloba belandisa ngalezi zinto ezicwaliseke phakathi kwethu. Njengalokhu basinika zona labo ababekhona ekuqaleni bezibonela ngamehlo beyizikhonzi zelizwi kube kuhle lakimi sengizihlolisisile zonke izinto kusukela ekuqaleni. Oba ngikulobele ngokulandelana mhlekazi Theophilo ukuze wazi iqiniso ngalezo zinto ozifundisiweyo. Ensukwini zika Herodi inkosi yaseJudea kwakukhona umpristi othiwa nguZekharia owesigaba sika Abija. Wayelomkakhe owamadodakazi ka Aaron ibizo lakhe lingu-Elizabeth. Babelungile bobabili emehlweni kaNkulunkulu. Behamba ngayo yonke imilayo lezimiso zenkosi bengasoleki. Kodwa babengelabantwana ngoba uElizabeth wayeyinyumba bobabili basebekhulile. Wathi besenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu njengokumiswa kwesikhathi sesigaba sakibo. Ngomkhuba obupristi kwaba nguye owakhethelwa ukungena ethempelini lenkosi ukuba ayitshisa impepha. Lonke ixuku labantu lalikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepha. Wabonakala kuye isithunywa senkosi simi ngakwesokunene se-altare lempepha. UZekharia esibona wethuka washaywa luvalo. Kodwa isithunywa sathi kuye,
"Ungesabi, Zakharia, ngoba umkhuleko wakho uzwakele. Umkakho u-Elizabeth uza kukuzalela indodana. Uyithe ibizo uthi uJohane. Uza kuba lokuthaba lokuthokoza wena. Labanengi baza kujabulela ukuzalwa kwakhe. Ngoba uza kuba mkhulu emehlweni enkosi. Kasoze anathe iwayini lokunye okudakisayo. Uza kugcwaliswa ngomoya ongcwele esesesiswini sikanina. Abanengi kwabako-Israyeli uza kubaphendulela enkosini uNkulunkulu wabo. Uza kuhamba phambi kwayo emoyeni lasemandleni ka-Elija ukuphendulela inhliziyo zaboyise kubantwana lokuphendulela abangalaleliyo ekuhlakanipheni kwabalungileyo lokulungisela inkosi isizwe esilungisiweyo."
UZekharia wathi kuso isithunywa,
"Ngiza kukwazi ngani lokhu na, ngoba sengilixhegu lomkami usekhulile."
Isithunywa samphendula sathi,
"NginguGabriyeli mina, omayo phambi kukaNkulunkulu. Ngithunyiwe ukukhuluma lawe lokukubikela lindaba enhle. Khangela, uza kuba yisimungulu. Ungakhulumi kuze kube lusuku okuza kwenzeka ngalo lezi zinto. Ngoba ungakholwanga amazwi ami azagcwaliseka ngesikhathi sawo."
Abantu babemlindele uZekharia. Wamangala ngokuphuza kwakhe ethempelini. Uthe esephuma, wehluleka ukukhuluma labo. Bazi ukuthi ubone umbono ethempelini. Wayelokhu ebaqhweba ngesandla, wahlala eyisimungulu. Uthe esesiphelile isikhathi sokukhonza kwakhe, wabuyela ekhaya. Emva kwalezi nsuku u-Elizabeth umkakhe wathatha isisu, wazifihla okwezinyanga ezinhlanu esithi,
"Yenze lokhu kimi inkosi ensukwini eyangikhangela ngazo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu."
Ngenyanga yesithupha isithunywa uGabriyeli sathunywa uNkulunkulu emzini waseGalili othiwa iNazaretha entombini emsulwa eyayigane indoda ethiwa nguJosefa eyendlu kaDavida. Ibizo lentombi lalinguMariya. Sangena sathi kuye,
"Okuhle, wena othandwe, inkosi ilawe."
Kodwa yena wethuswa yilelo lizwi, wanakana enhliziyweni yakhe ukuthi, "Kambe kungaba yini lokhu kubingelela?" Isithunywa sathi kuye,
"Ungesabi, Maria, ngoba uthandiwe nguNkulunkulu. Khangela, uza kuthatha isisu, uzale indodana. Uza kuyitha ibizo uthi nguJesu. Yena uza kuba mkhulu, uza kubizwa ngokuthi yindodana yoPhezukonke. inkosi uNkulunkulu iza kumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavida. Uza kubusa phezu kwendlu kaJakobe kuze kube nini nini. Lo mbuso wakhe kawuzukuba nakuphela.
UMariya wathi kuso isithunywa,
lokhu kungenzeka njani njengoba ngingazi indoda na?
Isithunywa sathi kuye,
umoya ongcwele uza kuba phezu kwakho, namandla ophezu konke aza kukwambesa. Ngakho umntwana oza kuzalwa uza kuthiwa uNgcwele, uyindodana kaNkulunkulu. Khangela, isinini sakho uElizabeth laye ukhulelwe indodana esemdala. Le yinyanga yesithupha kuye obekuthiwa uyinyumba, ngoba kuNkulunkulu kakulalutho olwahlulayo.
UMariya wathi,
khangela, ngiyincekukazi yenkosi, kakube kimi njengelizwi lakho.
Isithunywa sasisisuka kuye. Ngalezo nsuku uMariya wasuka waya ngokuphangisa kwelezintaba emzini waseJuda. Wangena endlini kaZekhariya wabingelela uElizabeth. Wathi ukuba uElizabeth ezwe ukubingelela kukaMariya, umntwana weqa esiswini sakhe. Lo Elizabeth wagcwaliswa ngomoya ongcwele, wamemeza ngelizwi elikhulu wathi,
ubusisiwe wena esifazaneni, ibusisiwe lenzalo yesisu sakho. Kwenzeke kanjani kimi ukuba ngihanjelwe ngunina wenkosi yami na? Ngoba kuthe ilizwi lokubingelela kwakho lifika endlebeni zami, umntwana weqa esiswini sami ngokuthokoza. Ubusisiwe yena okholiweyo ukuthi kuza kugcwaliseka lokho okwakhulunywa kuye inkosi.
UMariya wasesithi,
umphefumulo wami uyayidumisa inkosi, lo moya wami uyathokoza ngoNkulunkulu umsilisi wami, ngoba uhawukele ukuphansi bencebukazi yakhe. Khangela, kusukela kathesi zonke izizukulwana ziza kuthi ngibusisiwe, ngoba uSomandla ungenzele izinto ezinkulu, ibizo lakhe lingcwele, isihawu sakhe sikuzo zonke izizukulwana zalabo abamesabayo. Wenzile amandla ngengalo yakhe, uhlakazile abazigqajayo ekunakaneni kwenhliziyo zabo. Wehlisile amakhosi ezihlalweni zawo, uphakamisile abantukazana abalambileyo, ubasuthise ngezinto ezimnandi, abanothileyo wabaxotshabeze. Uyisizile inceku yakhe u-Israyeli, ekhumbula isihawu sakhe njengokuthembisa kwakhe kubokhokho ukuthi uza kuba lesihawu ku-Abrahama lasenzalweni yakhe kuze kube nini nini.
UMariya wahlala laye okungaba zinyanga ezintathu, wasebuyela ekhaya. Isikhathi sika-Elizabeth sokuba abelethe sesiphelele, wabeletha indodana. Abakhelene laye lezinini zakhe bezwa ukuthi inkosi imenzele isihawu esikhulu, bathokoza laye. Kwathi ngosuku lwesificaminwembili beza ukusoka umntwana, babethanda ukumutha ibizo likayise bathi nguZekhariya. Kodwa unina wathi,
hathi bo, uza kuthiwa nguJohane.
Bathi kuye,
kakho lo yedwa ezihlotsheni zakho obizwa ngaleli bizo.
Base beqhweba uyise bambuza ukuthi yena angathanda ukumutha liphi. Wasecela into yokubhalela, wabhala ukuthi ibizo lakhe nguJohane. Bamangala bonke, wahle wavuleka umlomo wakhe, lolimi lwakhe lwachombuluka, wakhuluma edumisa uNkulunkulu. Bonke abakhelene laye behlelwa ikwesaba, kwakhulunywa ngazo zonke lezi zinto kulo lonke elezintaba elaseJudiya. Labo bonke abazizwayo bazilondoloza enhliziyweni zabo besithi,
kambe lumntwana uza kuba yini na?
Ngoba isandla senkosi sasilaye, uZekhariya uyise wagcwaliswa ngomoya ongcwele, wabikezela esithi,
kayibongwe inkosi, uNkulunkulu ka-Israyeli, ngoba ihambele abantu bayo yabenzela inkululeko. yasivusela umkhululi olamandla endlini kaDavida inceku yayo. Njengalokho yakhuluma ngomlomo wabaprofeti bayo abangcwele endulo. Ukuba isikhulule ezitheni zethu lasesandleni sabo bonke abasizondayo. Ukubenzela isihawu okhokho lokukhumbula isivumelano sayo esingcwele. Yiso isifungo eyasifunga kubaba uAbrahama ukusinika ukuba sithi sesikhululiwe esandleni sezitha zethu. Siyikhonze singelakwesaba ngobungcwele langokulunga phambi kwayo zonke insuku zethu. Lawe ke mntwana, uza kuthiwa ungumprofeti wophezu konke ngoba uza uhamba phambi kwenkosi ukulungisa indlela zayo. Lokunika abantu bayo ukwazi kokusiliswa ngokuthethelelwa kwezono zabo. Ngoba ngobubele bukaNkulunkulu wethu siza kuhanjelwa ikusa kwaphezulu. Ukuba khanyisela abahlezi emnyameni lasethunzini lokufa lokuqondisa inyawo zethu endleleni yokuthula.
Wakhula ke umntwana waba lamandla emoyeni. Wahlala enkangala kwaze kwaba lusuku lokubonakaliswa kwakhe ku-Israyeli. ULuka isahluko sesibili. Kwathi ngalezo nsuku kwaphuma isimemezelo kuKhesari uAgastasi sokuba kubalwe ilizwe lonke. Lokhu kubalwa kwakungokokuqala ukwenziwa nxa uQuirinia wayengumbusi waseSiriya. Bonke baya ukubalwa ilo lalo emzini wakubo. Lo Josefa laye wakhuphuka eGalili emzini othiwa iNazaretha waya eJudiya emzini kaDavida othiwa yiBethlehema ngoba wayenguwendlu losendo lukaDavida. Wahamba laye uMaria owayemiselwe ukuba abe ngumkakhe ukuze abalwe kanye laye. UMaria wayesekhulelwe. Kwathi-ke beselapho kwafika isikhathi sakhe sokubeletha. Wazibula ngendodana, wayigoqela ngamalembu, wayilalisa emchokochokweni ngoba baswela indawo endlini yezihambi. Kwakukhona kulelo lizwe abelusi ababesegangeni belinda imihlambi yabo ebusuku. Wabonakala kubo isithunywa senkosi lenkazimulo yenkosi yabazinyelezela ngokukhanya. Besaba kakhulu, isithunywa sathi kibo,
"Lingesabi, ngoba ngililethele indaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuza kuba kibo bonke abantu. Ngoba lizalelwe lamuhla emzini kaDavida umkhululi onguKristu inkosi. Lokhu kuza kuba yisiboniso kini. Liza kufumana umntwana egoqelwe ngamalembu elele emchokotshweni."
Wahle kwabakhona kanye lesithunywa ixuku lebandla lasezulwini lidumisa uNkulunkulu lisithi,
"Udumo alibe kuNkulunkulu weliphezulu lokuthula emhlabeni ebantwini abathokozelwa nguye."
Wathi sezihambile izithunywa sezibuyele ezulwini, abelusi bakhulumisana besithi,
"Ake siye eBethlehema sibone leyo nto eyenzakeleyo inkosi esibekele yona."
Bahamba ngokuphangisa bafumana uMaria loJosefa lomntwana elele emchokotshweni. Sebebonile balandisa ngalokhu ababekutshelwe ngomntwana. Bonke abakuzwayo bamangala ngokukhulunywe ngabelusi. Kodwa uMaria walondoloza zonke lezi zinto enakana ngazo enhliziyweni yakhe. Babuya-ke abelusi bemdumisa bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile lababekubonile njengalokhu okwakukhulunywe kibo. Kwathi seziphelile insuku ezificaminwembili zokuba umntwana asokwe, wathiwa ibizo lokuthi uJesu, ibizo ayelithiwe yisithunywa engakomulwa esiswini. Kwathi sekuphelele isikhathi sokuhlanjululwa kwabo ngokomlayo kaMose, bamletha eJerusalema ukuba bamise phambi kwenkosi njengokulotshiweyo emlayweni wenkosi ukuthi,
"Konke okwesilisa okulizibulo kuza kuthiwa ngokwahlukaniselwe inkosi."
Lokuba banikele umhlatshelo njengokuthiwo emlayweni wenkosi ukuthi,
"Kakunikelwe amajuba amabili, ingabe inkwilimba ezimbili."
Kwakukhona eJerusalema umuntu othiwa nguSimeoni ibizo lakhe. Wayelungile emesaba uNkulunkulu lomoya ongcwele ube phezu kwakhe. Wayelindele inkululeko ka-Israyeli. Kwakubonakalisiwe kuye ngumoya ongcwele ukuthi kayikubona ukufa engakamboni uKristu weNkosi. Eholwa ngumoya wangena ethempelini. Wathi ukuba abazali bamlethe umntwana uJesu ukuba bamenzele ngokumkhuba omlayo. Wamthatha wamgona wabonga uNkulunkulu esithi,
Nkosi, khathesi akuyiyekele inceku yakho ihambe ngokuthula njengelizwi lakho. Ngoba amehlo ami akubonile ukusilisa kwakho. Okulingisileyo phambili kwabantu bonke. Ukukhanya kokwambulela abezizwe lenkazimulo yesizwe sakho u-Israyeli.
Uyise lonina bamangaliswa yilokho okwachiwo ngayi. USimeoni wababusisa wathi kuMaria unina,
khangela, lumntwana umiselwe ukuba abe yisibonakaliso esiza kuphikwa ngabantu. Lawe umhedla uza kugwaza umphefumulo wakho. Abanengi ko-Israyeli bazakuma ingabe bawe ngenxa yakhe. Ngokunjalo imicabango yenhliziyo zabanengi izakwambulwa.
Kwakukhona lo mprofetikazi u-Ana indodakazi kaFanueli wesizwe sika-Asheri. Wayesekhulile kakhulu, ebehlale lendoda iminyaka eyisikhombisa emva kobuntombi bakhe. Wayesengumfelokazi waze waba leminyaka engamashumi aficaminwembili lane. Engasuki ethempelini ekhonza ngokuzila ukudla langokukhuleka ebusuku lemini. Layeke efika ngaleso sikhathi wadumisa uNkulunkulu, wakhuluma ngaye kubo bonke ababelindele inkululeko eJerusalema. Wathi sebekwenzile konke okungokomlayo wenkosi, babuyela eGalili emzini wakubo iNazaretha. Umntwana wakhula, waba lamandla, wagcwala ukuhlakanipha lomusa kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Abazali bakhe baya eJerusalema iminyaka yonke ngomkhosi wePhasika. Wathi eseleminyaka elitshumi lambili baya khona njengomkhuba. Seziphelile insuku zomkhosi, ekubuyeni kwabo umfana uJesu wasala eJerusalema abazali bakhe bengazi. Babesithi ukuba behambisana labo bahamba usuku lonke. Emva kwalokho bamdinga phakathi kwezinini zabo labazana labo. Bengamfumani babuyela eJerusalema bemdinga. Ngemva kwensuku ezintathu bamfumana ethempelini ehlezi phakathi kwabafundisi, ebalalela, ebabuza imibuzo. Bonke ababemuzwa bamangaliswa ikwazi kwakhe lokuphendula kwakhe. Wathi bembona bamangala, lonina wathi kuye,
Mntanami, wenzeleni okunje kithi na? Khangela, uyihlo lami besikudinga sidubekile.
Wathi kibo,
belingidingelani na? Belingakwazi yini ukuthi kumele ukuba ngibe sendlini kababa na?
Kabawaqedisisanga amazwi awakhuluma kibo. Wehla labo weza eNazaretha wabalalela, lonina walondoloza zonke lezi zinto enhliziyweni yakhe. UJesu waqhubeka ekuhlakanipheni, lasekukhuleni, lasekuthandweni uNkulunkulu langabantu. ULuka isahluko sesithathu. Kwathi ngomnyaka weshumi lanhlanu wokubusa kukaKesari Tiberius, uPontius Pilate engumbusi waseJudea loHerodi engumbusi waseGalili, uFiliphu umfowabo engumbusi welizwe lase-Ituria, lelaseTrakoniti, loLisania engumbusi wase-Avilene, ngesikhathi u-Anasi engumpristi omkhulu, langesikaKhayifasi, ilizwi likaNkulunkulu lafika kuJohane indodana kaZekhariya enkangala. Weza elizweni lonke laseJodani eshumayela ubhabhathizo lokuphenduka ngokuthethelelwa kwezono, njengokulotshiweyo encwadini yamazwi omprofiti u-Isaya ukuthi,
ilizwi lomemezayo enkangala lithi, lungisani indlela yeNkosi, qondisani indledlana zayo. Izigodi zonke ziza kuqitshwa, amaqaqa wonke lezintaba zonke ziza kwehliswa, kuqondiswe amazombe zombe wonke lamaqhakaqhaka wonke ezindlela aza kulungiswa. Bonke abantu baza kubona ukusilisa kukaNkulunkulu.
Ngakho ke wathi emaxukwini ayelande ukubhabhathizwa nguye,
lina nzalo yezinyoka, ngubani olixwayise ukuba libalekele ulaka oluzayo na? Thelani izithelo ezifanele ukuphendula. Lingaqali ukuthi phakathi kwenu silobaba u-Abraham, ngoba ngithi kini uNkulunkulu ulamandla okuvezela u-Abraham abantwana kulamatshe. Lakhathesi ihloka selibekiwe empandeni zezihlahla, ngakho ileso naleso sihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselwe emlilweni.
Amaxuku ambuza athi,
pho siza kwenzani na?
Waphendula wathi kibo,
olengube ezimbili kamuphe ongelayo, lolokudla kenze njalo.
Wafika labathelisi ukuba babhabhathizwe, bathi kuye,
Mfundisi, siza kwenzani na?
Wathi kibo,
lingabizi lutho ngaphezu kwelikumiselweyo.
Lamabutho athi kuye,
thina-ke siza kwenzani?
Wathi kuwo,
lingamamuki muntu ulutho, lingadlelezeli, yaneliswani ngumvuzo wenu.
Njengoba abantu babesalindile bezibuza enhliziyweni zabo ngoJohane ukuthi ingabe unguKristu yini, uJohane waphendula wathi kibo bonke,
mina ngilibhabhathiza ngamanzi, kodwa uyeza olamandla kulami engingafanele ukuthukulula umchilo wamanyathela akhe. Yena uza kulibhabhathiza ngomoya ongcwele langomlilo. Isitsha sakhe sokwela sisesandleni sakhe. Uza kuthanyela isibuya sakhe abuthele amabele esiphaleni sakhe, kodwa amakhoba uza kuwatshisa ngomlilo ongacimiyo.
Langokunye ukulaya okuningi washumayela ivangeli ebantwini. Kodwa uHerodi umbusi owayesolwe nguye ngoHerodiyasi umkamfo wabo, langakho konke okubi ayekwenzile uHerodi, wengezelela lalokhu kokunye konke, wamvalela uJohane entolongweni. Wathi bebhabhathiziwe bonke abantu, laye uJesu esebhabhathiziwe ekhuleka, izulu lavuleka, umoya ongcwele elesimo sejuba wehlela phezu kwakhe, kwezwakala ilizwi livela ezulwini lisithi,
wena uyindodana yami ethandekayo, ngithokozile ngawe.
Yena uJesu ekuqaliseni kwakhe umsebenzi wakhe wayengaba leminyaka engamashumi amathathu ngokunakana kwabantu, eyindodana kaJosefa, kaEli, kaMathathi, kaLevi, kaMeleki, kaJanayi, kaJosefa, kaMathathiya, kaAmosi, kaNahume, kaEseli, kaNagayi, kaMathi, kaMathathiya, kaSemeyini, kaJoseka, kaJoda, kaJohanani, kaResa, kaZerubabeli, kaSalathiyeli, kaNeri, kaMeliki, kaAdi, kaKhosamu, kaElmadamu, kaEri, kaJoshua, kaEliezeri, kaJorima, kaMathathi, kaLevi, kaSimeyoni, kaJuda, kaJosefa, kaJonamu, kaEliyakimi, kaMeleya, kaMena, kaMathata, kaNathani, kaDavida, kaJese, kaObedi, kaBhoazi, kaSala, kaNashoni, kaAminadaba, kaAdamina, kaAmi, kaHezironi, kaPherezi, kaJuda, kaJakobe, kaIsaka, kaAbrahama, kaThera, kaNahori, kaSeruki, kaRewu, kaPheleki, kaEberi, kaShela, kaKhayinani, kaApakishadi, kaShemu, kaNowa, kaLameki, kaMethusela, kaEnoki, kaJaredi, kaMahalaleli, kaKhayinani, kaEnosi, kaSethi, kaAdamu kaNkulunkulu. Oluka isahluko sesine. UJesu egcwele umoya ongcwele wabuya evela eJordani, waholelwa ngumoya enkangala, walingwa nguSathane insuku ezingamashumi amane. Kadlanga lutho ngalezo nsuku. Wathi seziphelile, walamba. USathane wasesithi kuye,
"Uba uyindodana kaNkulunkulu, tshono kuleli litshe ukuba libe yisinkwa."
UJesu wamphendula wathi,
"Kulotshiwe ukuthi umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa."
USathane wasemholela phezulu, wamtshengisa imibuso yomhlaba yonke ngomzuzwana, wathi kuye,
"Amandla wonke lakanye lobukhosi bawo ngiza kukunika ngoba anikwe mina. Nami ngiwanika loba ngubani ngokuthanda kwami. Ngakho ke wena uba ungikhonza, wonke azakuba ngawakho."
UJesu wamphendula wathi,
"Kulotshiwe ukuthi uzakukhuleka enkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa."
Wasemthatha wamusa eJerusalema, wambeka enqongeni yethempeli, wathi kuye,
"Uba uyindodana kaNkulunkulu, ziwisele phansi lapha, ngoba kulotshiwe ukuthi uza kulaya izithunywa zakhe ngawe ukuba zikulinde, lokuthi ziza kuthwala ngezandla zazo funa ukhubeke elitsheni ngonyawo lwakho."
UJesu wamphendula wathi,
"Kuthiwa ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho."
USathane eseqedile ukulinga konke wasuka kuye okwesikhathi. UJesu wabuyela eGalili ngamandla kamoya, lodumo lwakhe lwanda kulo lonke ilizwe lakhona, wafundisa emasinagogeni abo edunyiswa yibo bonke. Wafika eNazaretha lapho akhulela khona. Njengokwejwayelwa kwakhe wangena esinagogeni ngosuku lweSabatha. Wasukuma ukuba abale, wanikwa ugwalo lomprofeti u-Isaya, waluvula, wafumana indawo okulotshwe kuyo ukuthi,
"Umoya weNkosi uphezu kwami, ngoba ingigcobile ukuba ngishumayele indaba ezinhle kubayanga. Ingithumile ukumemezela ukukhululwa kwabathunjiweyo, lokubona kwabayiziphofu, lokukhulula ababandezelweyo, lokumemezela umnyaka womusa weNkosi."
Walugoqa ugwalo, walubuyisela encekwini, wahlala phansi. Amehlo abo bonke ababese sinagogeni amjolozela, waqala ukukhuluma kibo esithi,
"Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile endlebeni zenu."
Bonke bamncoma bemangala ngamazwi omusa aphuma emlonyeni wakhe. Bathi,
"Lo kayisuye indodana kaJosefa na?"
Wathi kibo,
"Impela lizakusho kimi lesi saga lithi, nyanga, zelaphe wena. Lokho esikuzwileyo ukwenza eKhaphenawume, kwenze lalapha elizweni lakini."
Wathi ke,
"Ngiqinisile ngithi kini, kakho umprofeti owamukelekayo elizweni lakibo. Kodwa ngeqiniso ngithi kini, kwakukhona ko-Israyeli abafelokazi abanengi ensukwini zika-Elija, lapho izulu lalivalekile iminyaka emithathu lenyanga ezisithupha, kwaba khona indlala enkulu elizweni lonke. Kodwa u-Elija kathunyelwanga lakoyedwa wabo, kuphela eSarapida elizweni laseSidoni, kowesifazana ongumfelokazi. Kwakukhona futhi ko-Israyeli abalobulephero abanengi ngesikhathi sika-Elisha umprofeti, kodwa kakuhlanjululwanga lamunye wabo, kuphela uNamani umSiriya."
Wathi bonke ababese sinagogeni bagcwala ulaka bekuzwa lokho. Basukuma bamxosha emzini wabo, bamqhubela eliweni lentaba umuzi wabo uwawakhiwe phezu kwayo ukuze bamphosele khona. Kodwa yena edabula phakathi kwabo wahamba. Wehlela eKhaphenawume, umuzi waseGalili. Wayebafundisa ngosuku lweSabatha. bamangala ngokufundiswa kwakhe ngoba ilizwi lakhe lalilamandla. Kwakukhona esinagogeni umuntu owayelomoya omubi wamemeza ngelizwi elikhulu esithi,
"Hawu, sidlani lawe Jesu wase Nazareth na? Uze ukusibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuba ungubani, ungongcwele kaNkulunkulu."
UJesu wamkhuza esithi,
"Thula, uphume kuye."
Wathi umoya omubi esemwisele phansi phakathi kwabo, waphuma kuye engamlimazanga. Bamangala bonke bakhulumisana besithi,
"Yilizwi bani leli?
Ngoba ngamandla uyalaya umoya ababi, waphuma."
Lwanda udumo lwakhe kuzo zonke indawo zakhona. Wasuka waphuma esinagogeni, wayangena endlini kaSimoni. Uninazala kaSimoni wayebanjwe ngumkhuhlane omkhulu. Bamncenga ngaye wamengama, wakhuza umkhuhlane, wona wamyekela, wavuka masinyane wabasebenzela. Kwathi ekushoneni kwelanga, bonke ababelabagula izifo ngezifo, babaletha kuye, wabeka izandla zakhe kulowo lalowo wabo, wabasilisa. Waphuma labomoya ababi kwabaningi bememeza besithi,
"Wena uyindodana kaNkulunkulu."
Kodwa wabakhuza engabavumeli ukuba bakhulume ngoba babemazi ukuthi unguKristu. Sekusile wasuka waya endaweni eyinkangala. Abantu bamdinga beza kuye bazama ukumvimbela ukuba angasuki kibo. Kodwa wathi kibo,
"Ngimele ukuchumayela ivangeli lombuso kaNkulunkulu lakweminye imizi, ngoba ngithunyelwe lokho."
Ngakho wayechumayela emasinagogeni aseJudiya. Uluka isahluko sesihlanu. Wathi ixuku seliminyezele ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu, wayemi ngasolwandle lwaseGenesaretha. Wabona imikolo emibili imi ngasolwandle. Kodwa abagoli benhlanzi babephumile begezisa amambule abo. Esengenile komunye wemikolo ongokaSimoni, wamcela ukuba asuke kancinyane emhlabathini. Wahlala phansi, wafundisa abantu esemkolweni. Wathi eseqedile ukukhuluma, wathi kuSimoni,
"Qhubekela enzikini, wehlise amambule akho ubambe."
USimoni waphendula wathi,
"Nkosi, sijika-jike ubusuku bonke, kasibambanga lutho, kodwa ngelizwi lakho ngizakwehlisa amambule."
Sebekwenzile lokho babamba inhlanzi eziningi kakhulu, aze adabuka amambule abo. Baqhweba abangane babo ababekomunye umkolo ukuba beze, babasize. Beza-ke, bayigcwalisa yomibili imikolo, yaze yaqala ukutshona. Kuthe uSimoni Petro ekubona lokhu, wawela phansi ngasenyaweni zikaJesu esithi,
"Suka kimi, Nkosi, ngoba ngingumuntu oyisoni."
Ngoba wamangala yena labo bonke ababelaye ngobuningi benhlanzi ababezibambile. Ngokunjalo-ke, loJakobe loJohane amadodana kaZebediya ababengabangane bakaSimoni bamangala. UJesu wathi kuSimoni,
"Ungesabi, kusukela khathesi uza kubamba abantu."
Sebeyifikisile imikolo yabo emhlabathini, bachiya konke bamlandela. Wathi ekomunye umuzi kweza indoda egcwele ubulebhero. Wathi ibona uJesu yawa ngobuso yamncenga isithi,
"Nkosi, aluba uthanda ungangihlambulula."
UJesu welula isandla sakhe wamthinta esithi,
"Ngiyathanda, hlambuluka."
Bahle basuka ubulephero kuye, wamlayisisa ukuba angatsheli muntu. Wathi,
"Kodwa hamba, usiveze kumpristi, unikele ngokuhlanjululwa kwakho, njengokulaya kukaMose, kube yibufakazi ebantwini."
Kodwa kwayilapho ukukhuluma ngaye usanda kakhulu. Amaxuku abuthana kuye ukumlalela lokusiliswa ezifweni zawo. Kodwa yena wayaphumele enkangala ukukhuleka. Wathi ngolunye lwalezo nsuku efundisa, kwakuhlezi khona abafarisi labafundisi bomlayo abavela kuyo yonke imizi yaseGalili, laseJudiya, laseJerusalema. Lamandla enkosi ayekuye ukuba asilise. Weza amadoda ethwele nethala umuntu oyisilima, afuna ukumngenisa ambeke phambi kukaJesu. Kodwa engafumani indlela yokumngenisa ngenxa yexuku, akhwela phezu kwendlu, amehlisa ophahleni ngethala, ambeka phambi kukaJesu ngaphakathi. Wathi ebona ukukholwa kwawo, wathi,
"Ndoda, uthethelelo izono zakho."
Ababhali labafarisi banakana besithi,
"Ungubani lo okhuluma inhlamba na? Ngubani ongathethelela izono ngaphandle kwaNkulunkulu yedwa na?"
Wathi uJesu esazile ngokunakana kwabo, waphendula wathi kibo,
"Linakanelani izinto lezi enhliziyweni zenu na? Yikuphi okulula ukuthi izono zakho zithethelelwe, ingabe ukuthi sukuma uhambe na? Kodwa ukuze lazi ukuba indodana yomuntu ilamandla okuthethelela izono emhlabeni."
Wathi kuyisilima,
"Ngithi kuwe, sukuma uthathe ithala lakho uye ekhaya."
Wahle wasukuma phambi kwabo, wathatha ithala ayelele kulo, waya ekhaya edumisa uNkulunkulu. Bamangala bonke, badumisa uNkulunkulu, behlelwa ikwesaba besithi,
"Sibonile izimanga lamuhla."
Emva kwalokho waphuma wabona umthelisi othiwa nguLevi ehlezi endaweni yokuthelisela. Wathi kuye,
"Ngilandela."
Wachiya konke wasuka wamlandela. ULevi wamenzela idili elikhulu endlini yakhe. Kwakukhona ixuku elikhulu labathelisi behlezi kanye labo ekudleni. Abafarisi lababhali babo basola kubafundi bakhe besithi,
"Lidlelani linathe labathelisi lezoni na?"
UJesu wabaphendula wathi,
"Labo abaphilayo kabadingi nyanga, kodwa labo abagulayo. Kangizanga ukubiza abalungileyo, kodwa ngize ukubiza izoni ukuba ziphendule."
Base besithi kuye,
"Abafundi bakaJohane bandisa ukuzila ukudla, benze imikhuleko. Kunjalo labafundi babafarisi, kodwa abakho bayadla banathe."
Kodwa uJesu wathi kubo,
"Ningabazilisa ukudla yini abakwabo kamnyeni, umnyeni eselabo na? Kodwa ziza kufika insuku lapho umnyeni eza kususa kibo, kube ngikhona ke beza kuzila ngalezo nsuku."
Wasebatshela lumfanekiso wokuthi,
"Gakho odabula isichibi engutsheni entsha, asibekele engutsheni endala. Uba esenza njalo, uza kuyona entsha. Futhi isichibi sentsha kasizukuzwana lendala. Gakho othela iwayini elitsha emgodleni emidala. Uba esenza njalo, iwayini elitsha liza kudabula imigodla, lichitheke lona, lemigodla yonakale. Kodwa iwayini elitsha limele lithelo emgodleni emitsha. Gakho othi esenathe iwayini elidala afise elitsha, ngoba uthi elidala limnandi."
ULuka isahluko sesithupha. Kwathi ngeSabatha edabula emasimini, abafundi bakhe bakha izikhwebu, badla bezihlikihla ngezandla. Kodwa abathile babafarisi bathi kubo,
"Lenzelani lokho okungavunyelwa ngeSabatha na?"
UJesu waphendula wathi,
"Kalifundanga yini ngokwenziwa nguDavida mhla elambile yena lababelayo, ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu, wathatha izinkwa ezahlukaniselwe uNkulunkulu, ezingavunyelwanga ukudliwa muntu ngaphandle kwabapristi bodwa, wadla wanika ababelayo na?"
Wathi kubo,
"Indodana yomuntu iyinkosi le yeSabatha."
Wathi ngelinye iSabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasitshwabhene. Ababhali labafarisi baqaphela ukuba babone ukuthi uza kusilisa ngeSabatha yini, ukuze bazuze izaba lokumangalela. kodwa wayazi imicabango yabo. Wathi kuyo indoda elesandla esijwabheneyo,
sukuma ume phakathi.
Wasukuma-ke wema. UJesu wathi kibo,
ngiyalibuza, kuvunyelwe yini ngesabatha ukwenza okulungileyo ingabe ukwenza okungalunganga, ukusilisa ingabe ukubulala na?
Wabathalaza bonke wathi kuye,
yelula isandla sakho.
Wenza njalo, lesandla sakhe sasila. Bathukuthela kakhulu, bakhulumisana bodwa ngokuthi bangamenza njani uJesu. Wathi ngalezo nsuku waphuma waya entabeni ukuyakhuleka. Wahlala ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu. Wathi sekusile wabiza abafundi bakhe, wakhetha kubo abalishumi lambili, wabaqamba ngokuthi ngabapostoli. USimoni owamutha ibizo lokuthi nguPetro, loAndrea umfowabo, loJakobe, loJohane, loFilipu, loBartolomeu, loMateu, loTomasi, loJakobe indodana kaAlfewu, loSimoni owayethiwa umzelothi, loJudasi indodana kaJakobe, loJudasi Iskariyoti owamnikelayo. Wehlalabo wema esigcawini. Kwakukhona ixuku elikhulu labafundi bakhe, lexuku elikhulu labantu abavela kulo lonke laseJudiya, laseJerusalema, langasolwandle lwaseThire leSidoni, ababezile ukumuzwa nokusiliswa ezifweni zabo, nalabo ababekhathazwa ngomoya ababi basiliswa. Ixuku lonke lafuna ukumthinta, ngoba kwaphuma kuye amandla abasilisa bonke. Wasekhangela ngakubafundi bakhe wathi,
libusisiwe lina bayanga, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowenu. Libusisiwe lina elilambileyo khatheso, ngoba liza kusuthiswa. Libusisiwe lina abakhalayo khatheso, ngoba liza kuhleka. Libusisiwe nxa abantu belizonda, lanxa belixothela ngaphansi, belithuka, belidela ibizo lenu ngokungathi libi, ngenxa yendodana yomuntu. Thokozani ngalolo suku, leqe ngokuthokoza, ngoba khangelani, umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngoba okhokho babo babesenza njalo kubaprofeti. Kodwa maye kini lina elinothileyo, ngoba selikwamukele ukuthokoziswa kwenu. Maye kini lina elisuthiyo khathesi, ngoba liza kulamba. Maye kini lina elihlekayo khathesi, ngoba liza kulila. Maye kini nxa abantu bonke bekhuluma kuhle ngani, ngoba okhokho babo babesenza njalo kubaprofeti bamanga. Kodwa ngithi kini elizwayo, thandani izida zenu, lenze okuhle kwabalizondayo. Libusise abalithukayo, likhulekele bona abaliphatha kubi. Okutshaya esihlathini umphendulele esini. Lokwamuka ingubo yakho, ungali lesigqoko sakho. Umuphe ilo nalo ocela kuwe. Lokwamuka impahla yakho, ungabuyi uyibize kuye. Njengalokho lithanda ukuba abantu benze kini, yenzani njalo kibo. Uba lithanda labo abalithandayo, lilokubonga bani na? Ngoba lezoni zithanda labo abazithandayo. Uba lisenza okuhle kulabo abenza okuhle kini, lilokubonga bani na? Ngoba lezoni zenza njalo. Uba liseboleka labo elithemba ukwamukela kibo, lilokubonga bani na? Ngoba lezoni zeboleka izoni ukuze zamukele okungakho. Kodwa thandani izida zenu, lenze okuhle, leboleke, lingalindeli imvuzo. Lo mvuzo wenu uza kuba mkhulu. Libe ngabantwana bophezulu konke, ngoba yena ulobubele kwabangabongiyo lababe. Ubani lesihawu njengoyihlo ulesihawu. Lingahluleli ukuze lingahlulelwa. Lingalahli ukuze lingalahlwa. Thethelelani, lani liza kuthethelelwa. Phanini, lani liza kuphiwa. Liza kuphiwa esandleni isilinganiso esihle, sigqitshiwe, sahlukuzwa. Sicwele sitekliki, ngoba ngesilinganiso elilinganisa ngaso, lani liza kulinganiselwa ngaso.
Wabatshela umfanekiso wokuthi,
isiphofu singakhokhela isiphofu na? Kabaye kukhalakathela bobabili emgodini na? Umfundi kamkhulu kulo mfundisi wakhe, kodwa yilo lalo esefundiswe waphelela uza kuba njengomfundisi wakhe. Ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfowenu, kodwa ungaluboni ugodo olukwelakho ilihlo na? Ungatsho kanjani kumfowenu ukuthi, mfowethu, kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho, wena ungaluboni ugodo olukwelakho ilihlo na? Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo olukwelakho ilihlo. Kube ngikhona ke uza kubona kuhle ukukhupha ucezwana oluselihlweni lomfowenu. Kasikho isihlahla esihle esithela isithelo esibi, futhi kasikho isihlahla esibi esithela isithelo esihle, ngoba ileso laleso isihlahla saziwa ngesithelo saso. Kakuselwa umkhiwa emeveni, futhi kakukhiwa isithelo sevini evikanene. Umuntu omuhle uveza okuhle enothweni enhle yenhliziyo yakhe, lo muntu omubi uveza okubi enothweni yakhe embi, ngoba umlomo wakhe ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo. Lingibizelani ngokuthi Nkosi, Nkosi, lingakwenzi engikutshoyo na? Yilo lalo oza kimi awezwe amazwi ami awenze, ngiza kulitshengisa lowo afana laye. Ufana lo muntu owathi esakha indlu yakhe, wemba watshonisa, wabeka isisekelo phezu kwedwala. Ekufikeni kwempophoma umfula watshaya kuleyo ndlu, kodwa wawungelamandla okuyinyikinya, ngoba yayakhiwe kuhle. Kodwa owezwayo angawenzi unjengomuntu owakha indlu yakhe emhlabathini ingelasisekelo. Umfula wayitshaya yahle yawa, kwaba kukhulu ukudilika kwaleyo ndlu.
Uluka isahluko sesikhombisa. Wathi eseqedile ukukhuluma amazwi akhe wonke ebantwini, wangena eKhaphenawume. Inceku yenduna yekhulu eyayithandeka kuyo yayigula isiza kufa. Induna isizwile ngoJesu yathumela kuye abadala babaJuda imcela ukuba eze asilise inceku yayo. Wathi sebefikile kuJesu bamncenga kakhulu besithi,
ifanele ukuba uyenzele lokhu ngoba iyasithanda isizwe sakithi, yiyo eyasakhela isinagoge.
UJesu wasehamba labo. Eseseduze lendlu, induna yekhulu yathumela abangane isithi kuye,
Nkosi, ungazikhathazi ngoba kangifanele ukuba ungene ngaphansi kophahla lwami. Ngakho angizibonanga ukuthi ngifanele ukuza kuwe, kodwa tshono ilizwi nje, inceku yami iza kusila. Ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho, ngilamabutho ngaphansi kwami. Ngithi kwelinye, hamba, lihambe, la kwelinye ngithi, woza, lize, lencekwini yami ngithi, yenza lokhu, ikwenze.
Wathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo, waphenduka wathi exukwini elimlandelayo,
ngithi kini, angizanga ngifumane ukukholwa okunje lako Israyeli.
Ababethunyiwe sebebuyele ekhaya bafumana inceku isisilile. Emva kwalokho waya emzini othiwa iNayini, wahamba laye abafundi bakhe lexuku elikhulu. Esesondela esangweni lomuzi, wabona abantu bethwele umuntu ofileyo, indodana eyodwa kanina, yena engumfelokazi. Lexuku elikhulu lomuzi lalihamba laye. Yathi inkosi imbona yamhawukela, yathi kuye,
ungakhali.
Yasondela yathinta ithala, labalithweleyo basebesima. Yathi,
jaha, ngithi kuwe, vuka.
Ofileyo wavuka, waqala ukukhuluma. Yamnika unina. Behlelwa yikwesaba bonke, bamdumisa uNkulunkulu besithi,
uvele umprofethi omkhulu phakathi kwethu.
Lokuthi,
uNkulunkulu uhambele abantu bakhe.
Leli lizwi ngoJesu laphumela kulo lonke elaseJudiya lakuyo yonke indawo yakhona. Abafundi bakaJohane bambikela ngazo zonke lezi zinto. UJohane wasebiza ababili kubafundi bakhe, wabathuma enkosini esithi,
wena unguye ozayo, ingabe silindele omunye na?
Amadoda esefikile kuyo athi,
uJohane umbhabhathizi usithumile kuwe esithi, wena nguwe ozayo ingabe silindele omunye na?
Ngaleso sikhathi uJesu wayesilisa abaningi ezifweni lasemikhuhlaneni lakubomoya ababi labayiziphofu abaningi wabapha ukubona. Wawaphendula wathi,
hambani limtshele uJohane lokhu elikubonileyo lelikuzwile, ukuthi iziphofu ziyabona, iziqhuli ziyahamba, abalobulephero bayahlanjululwa, labangezwayo bayezwa, labafileyo bayavuswa, labayanga bayatshunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe ongakhubekiyo ngami.
Wathi sezihambile izithunywa zikaJohane, uJesu waqala ukukhuluma lamaxuku ngoJohane esithi,
laphuma laya enkangala ukuyabonani na? Umhlanga onyikinywa ngumoya na? Kambe laphumela ukuyabonani na? Umuntu oyembethe ingubo ezibucwebecwebe na? Khangelani, abambethe ubucwebecwebe besidla okumnandi basezindlini zamakhosi. Pho, laphumela ukuyabonani na? Umprofeti na? Yebo, ngithi kini odlula umprofeti. Nguye okwalotshwa ngaye ukuthi, khangela, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho esiza kulungisa indlela yakho phambi kwakho. Ngithi kini, phakathi kwabazelwe ngabesifazana kakho omkhulu kulo Johane, kodwa omncinyane embusweni kaNkulunkulu mkhulu kulaye.
Abantu bonke labathelisi bekuzwa lokho bamdumisa uNkulunkulu ngoba basebebhabhathiziwe ngobhabhathizo lukaJohane. Kodwa abaFarisi lezazumlayo balala icebo likaNkulunkulu maqondana labo ngoba bengabhabhathizwanga uJohane.
Pho-ke abantu balesi sizukulwana ngiza kubafanisa lani na? Bafana lani na? Bafana labantwana abahlezi emdangeni bememezana besithi, salitshayela umhubhe kalisinanga, salililela kalikhalanga. Ngoba uJohane umbhabhathizi wafika engadli, enganathi wayini, kodwa lathi ulomoya omubi. Indodana yomuntu ifikile isidla inatha, laselisithi, khangelani umuntu oyisidli lesinathi, umngane wabathelisi lezono. Ukuhlakanipha kubonakaliswa ukuthi kulungile ngabantwana bakho bonke.
Omunye wabafarisi wamema ukuba adlelayo. Esengenile endlini yomfarisi wahlala ekudleni. Kwakukhona owesifazana walowo muzi owayisoni. Wathi esezwile ukuthi uJesu usekudleni endlini yomfarisi, weza lomfuma wamagcobo. Wema ngemuva ngasenyaweni zakhe ekhala, waqala ukuthambisa inyawo zakhe ngenyembezi, wazisula ngenwele zekhanda lakhe, wanga inyawo zakhe, wazigcoba ngamagcobo. Kuthe umfarisi obememile ekubona lokhu, wanakana wathi,
uba lomuntu ebengumprofeti, ngabe uyamazi ukuba ungumuntu onjani lowesifazana umthintayo, ngoba uyisoni?
UJesu waphendula wathi kuye,
Simon, kukhona engifuna ukukhuluma kuwe.
Yena waphendula wathi,
khuluma ke mfundisi.
Kwakukhona abantu ababili ababelamacala okweboleka. Omunye wayelecala lamadola angamachumi amahlanu, lomunye elecala lamadola angamahlanu. Kwathi bengelakho okokuhlawula, wabayekela bobabili. Kambe nguwuphi kubo oza kumthanda kakhulu na?
USimoni waphendula wathi,
ngithi ngulowo owamekela okukhulu.
Wathi kuye,
utsho kuhle.
Wasephendukela kowesifazana wathi kuSimoni,
uyambona lowesifazana na? Ngingene endlini yakho kawunginikanga amanzi okugeza inyawo, kodwa yena uzithambisile inyawo zami ngenyembezi zakhe, wazesula ngenwele zakhe. Kawunganganga, kodwa yena lokhu ngingenile kayekelanga ukwanga inyawo zami. Ikhanda lami kawuligcobanga ngamagcobo, kodwa yena ugcobile inyawo zami ngamagcobo. Ngenxa yalokhu ngithi kuwe, izono zakhe eziningi zithethelelwe, ngoba uthandile kakhulu, kodwa lo othethelelwa kancinyane uthanda kancinyane.
Wasesithi kowesifazane,
zithethelelwe izono zakho.
Ababehlezi laye ekudleni baqala ukukhulumisana bodwa besithi,
"Ngubani lo othethelela lezono na?"
Wathi kwesifazana,
"Ukukholwa kwakho kukusilisile, hamba kuhle."
Uluka isahluko sesifica minwe mbili. Emva kwalokho wadabula imizi lemizana ishumayela ememezela ivangeli lombuso kaNkuluNkulu. Babe laye abalishumi lambili kanye labesifazana abathile ababesiliswe kubomoya ababi lasemikhuhlaneni. UMaria othiwa uMagdalena owakhutshwa kuye omoya ababi abayisikhombisa. LoJohana umkakhuza induna kaHerodi, loSusana labanye abanengi ababe basiza ngempahla yabo. Sekubuthene kuye ixuku elikhulu livela emizini ngemizi, wakhuluma ngemifanekiso wathi,
"Umhlanyeli waphuma ukuyahlanyela inhlanyelo yakhe. Kwathi ekuhlanyeleni enye yawela endleleni, yanyathelwa ngenyawo, inyoni zaphezulu zayidobha zayiqeda. Enye yawela edwaleni, kwathi ekukhuleni yahanguka ngoba yaswela ubulunamo. Enye yawela emeveni, ameva amila layo ayiminyanisa. Enye yawela emhlabathini omuhle, yakhula yathela ikhulu."
Esechilo lokhu wamemeza wathi,
"Olendlebe zokuzwa akezwe."
Abafundi bakhe bambuza ukuba utsho ukuthini lumfanekiso. Wathi,
"Lina liphiwe ukwazi imfihlakalo yombuso kaNkuluNkulu, kodwa abanye bakuphiwa ngemfanekiso ukuze babone bengabonisisi, bezwe bangaqedisisi. Umfanekiso utsho lokho, inhlanyelo iyilizwi likaNkuluNkulu. Abangasendleleni yilabo abathi sebezwile, bese kufika uSathane, alisuse ilizwi enhlizweni zabo ukuze bangakholwa basilizwe. Abasedwaleni yilabo abathi belizwile ilizwi, balamukele ngokuthokoza, kodwa laba ngabanampande, bayakholwa okwesikhatshana nje, kuthi ngesikhathi sokulingwa bawe. Okuwele phakathi kwameva yilabo abathi sebelizwile, bahambe, baminyaniswe yikuphisekela inotho lenkanuko yokusila, bangatheli izithelo ezivuthiweyo. Okusemhlabathini omuhle yilabo abathi belizwile ilizwi, balibambe ngenhliziyo enhle nelungileyo, bathele izithelo ngokubekezela. Ngakho othi eselumathise isibane, asimbomboze ngesitsha, ingabe asibeki ngaphansi kwethala, kodwa usibeka esiqobaneni ukuze abangenayo babone ukukhanya, ngoba kakukho okufihliweyo okungayikubonakaliswa lokuthukuziweyo okungayikulethwa ekukhanyeni. Ngakho ke qaphelisani ukubalizwa kanjani, ngoba yilowo nalowo olakho uzakuphiwa, kodwa lowo ongelakho uzakwamukwa lalokho athi ulakho."
Wafika kuye unina labafowabo, kodwa bahluleka ukufinyelela kuye ngenxa yexuku. Wabikelwa ukuthi,
"Unyoko labafowenu bemi ngaphandle, bafuna ukubona."
Kodwa wathi kibo,
"Umama labafowethu yilabo abalizwayo ilizwi likaNkuluNkulu balenze."
Wathi ngolunye usuku wangena emkolweni yena kanye labafundi bakhe, wathi kubo,
"Asiwelele ngaphetsheya kolwandle."
Basuka-ke, wathi besahamba ngomkolo, walala ubuthongo. Wavuka olwandle isiphepha esikhulu somoya, umkolo wagcwala amanzi. Babe sengozini, basondela bamvusa besithi,
"Nkosi, Nkosi, siyabhubha."
Wasevuka, wakhuza umoya lamavinqo amakhulu, waqhamuka, wathula kwathi zwi, wathi kubo,
"Kungaphi ukukholwa kwenu na?"
Besaba, bamangala, bakhulumisana besithi,
"Kambe ungubani lo ukuba alaye umoya lamanzi kumlalele na?"
Base befika elizweni lamagerasene eliqondene leGalile. Esephumele emhlabathini, wahlangabezwa indoda ethile yomuzi eyayilabomoya ababi. Wase kuyisikhathi ingambathi ingubo, ingahlali endlini, kodwa ihlala emalibeni. wathi imbona uJesu yamemeza yawa phansi phambi kwakhe yathi ngelizwi elikhulu,
"Ngidali lawe Jesu, ndodana kaNkuluNkulu ophezu konke. Ngiyakuncenga ungangihluphi."
Ngoba walaya umoya omubi ukuba aphume kulowo muntu. Ngoba wayesembambe kaningi, walindwa eboshiwe ngamaketani lezibopho. Kodwa eseqhamule izibopho, waqhutshelwa umoya omubi enkangala. UJesu wambuza wathi,
"Ungubani ibizo lakho na?"
Wathi,
"NginguLegiyoni."
Ngoba omoya ababi abaningi babengenile kuye, bamncenga ukuba angabalayi ukuya emgodini ongelamkhawulo. Kwakukhona lapho umhlambi omkhulu wengulube usidla ewatheni lentaba. Bamncenga ukuba abavumele bangene kuzo, wabavumela. Wathi omoya ababi sebephumile kulowo muntu, bangena engulubeni, umhlambi waphaphathekela eliweni waphoseka olwandle. Waminzwa, kwathi ababezalusile bebona okwenzekileyo, babaleka, bakubika emzini lasemaphandleni. Abantu baphuma ukuyabona okwenzekileyo, bafika kuJesu bamfumana lo muntu okwakhutshwa kuye omoya ababi ehlezi ngasenyaweni zikaJesu, embethe, eqonda, besaba. Ababekubonile babatshela ukuba usile kanjani owayengenwe ngomoya ababi. Abantu bonke bakulelo lizwe lamaGerasene bamncenga ukuba asuke kibo ngoba behlelwa kwesaba okukhulu. Wasengena emkolweni waphindela emuva. Kodwa leyo ndoda ebekukhutshwe kuyo omoya ababi yamncenga ukuba ibe layo. Kodwa wayithuma esithi,
"Buyela kini ulandise ukuba kungakanani uNkulunkulu akwenzele khona."
Wasuka wahamba echumayela phakathi komuzi wonke ngokuthi kungakanani abekwenzelwe nguJesu. Wathi ekubuyeni kwakhe uJesu, ixuku lamthakazelela ngoba bonke babemlindele. Wafika indoda ethiwa nguJayirosi engumphathi wesinagoge. Yawa phansi ngasenyaweni zikaJesu, yamncenga ukuba angene endlini yayo. Ngoba yayilendodakazi eyodwa eyayingaba leminyaka elishumi lambili, yayisisifa. Esahamba, ixuku lamcindezela. Owesifazana owayelomopho iminyaka elishumi lambili, engela kusiliswa ngumuntu, weza ngemva kwakhe, wathinta umphetho wengubo yakhe. Wahle kwakhawula ukugobhoza kwegazi. UJesu wathi,
"Ubani ongithintileyo na?"
Wathi lapho bephika bonke, uPetro lababelaye bathi kuye,
"Nkosi, ixuku likuminyanisile, likucindezele."
Kodwa uJesu wathi,
"Ukhona ongithintileyo, ngoba ngizwile ukuthi amandla aphumile kini."
Owesifazana ebona ukuthi kala kufihlakala, weza ethuthumela, wawa phambi kwakhe, walandisa phambi kwabantu bonke ukuthi umthinteleni lokuthi uhle wasila khona lapho. Wathi kuye,
"Dada, ukukholwa kwakho kukusilisile, hamba kuhle."
Esakhuluma, wafika umuntu evela endlini yomphathi wathi,
"Indodakazi yakho isifile, ungabe usamhlupha umfundisi."
Kodwa uJesu ekuzwa lokhu wamphendula wathi,
"Ungesabi, kholwa kuphela iza kusila."
Esefikile endlini kavumanga ukuba kungene umuntu kanye layo. Kuphela uPetro, loJohane, loJakobe, loyise lonina wentombazane. Babekhala bonke beyililela. Kodwa wathi,
"Lingakhali, kayifanga kodwa ilele."
Bamhleka ulunya, besazi ukuthi ifile. Yena eyibamba ngesandla wamemeza esithi,
"Ntombazane, vuka."
Wabuya umoya wayo, yavuka khona lapho. Walaya ukuba inikwe ukudla. Abazali bayo bamangala, kodwa wabalaya ukuba bangatsheli muntu okwenzekileyo. Uluka isahluko seficamunwe munye. wabizela ndawonye abalichumi lambili. Wabanika amandla phezu komoya ababi bonke lamandla okusilisa izifo. Wabathuma ukushumayela umbuso kaNkuluNkulu lokusilisa. Wathi kibo,
lingaphathi lutho lwendlela, lodondo, lesikhwama, lomphako, lemali, lingabi lengubo ezimbili, nakuyiphi indlu elingena kuyo, hlalani lapho, lize lisuke. Bonke abangalamukeliyo, nxa lisuka kulowo muzi, thintithani uthuli enyaweni zenu, kube yibufakazi ngabo.
Basuka-ke bahamba bedabula imizi beshumayela ivangeli, besilisa endaweni zonke. Wathi uHerodi umbusi ekuzwa konke okwenzekayo, wadideka ngokutsho kwabanye ukuthi uJohane uvukile kwabafileyo, langokwabanye ukuthi u-Elijah ubonakele, langokwabanye ukuthi kuvukile omunye wabaprofeti abadala. Kodwa uHerodi wathi,
uJohane ngamquma ikhanda mina, kodwa ngubani lo engizwa ngaye okunje na?
Wafuna ukumbona. Abapostoli sebebuyile bambikela konke abakwenzileyo. Wabathatha wahamba labo bebodwa waya emzini othiwa iBethsaida. Wathi amaxuku esezwile amlandela, wawathakazelela, wakhuluma lawo ngombuso kaNkuluNkulu, wabasilisa labo abadinga ukusiliswa. Seliqala ukushona abalichumi lambili beza, bathi kuye,
adabulele amaxuku ukuba aye emzini lasemaphandleni azingelezileyo, angenise khona azuze ukudla, ngoba sisenkangala lapha.
Kodwa yena wathi kibo,
bapheni lina ukudla.
Bathi-ke,
esilakho yizinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili kuphela, ngaphandle kokuba siye bathengela ukudla bonke laba bantu.
Ngoba kwakukhona amadoda angaba zinkulungwane ezinhlanu, wasesithi kubafundi bakhe,
bahlaliseni phansi ngezigaba ngamachumi amahlanu.
Benza njalo, babahlalisa phansi. Ethatha izinkwa ezinhlanu nenhlanzi ezimbili, wakhangela ezulwini, wabonga, wazihlephula, wazinika abafundi ukuba balabele ixuku. Badla basutha bonke. Wabuthwa imvuthuluka eyasala kubo izitsha ezilichumi lambili. Kwathi ekhuleka ekusithekeni, abafundi babelaye, wababuza esithi,
abantu bathi ngingubani na?
Baphendula bathi,
bathi unguJohane umbhaphathizi, kodwa abanye bathi ungu-Elija.
Abanye bathi kuvukile omunye wabaprofeti abadala.
Wase sithi kibo,
linake lithi ngingubani na?
UPetro waphendula wathi,
unguKristu kaNkuluNkulu.
Wabalayisisa ukuba bangatsheli muntu lokhu, wathi,
indodana yomuntu imele ihlupheke kakhulu, idelwe ngabadala labapristi abakhulu lababhali, ibulawe, ivuswe ngosuku lwesithathu.
Wase sithi kubo bonke,
uba umuntu ethanda ukungilandela, kazidele, athathe isiphambano sakhe insuku ngensuku angilandele. Ngoba ilo lalo othanda ukusilisa ukuphila kwakhe kuza kumlahlekela. Kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uza kukusilisa. Ngoba kuza kumsizani umuntu ukuzuza umhlaba wonke, kuthi yena uqobo lwakhe azone azilahle na? Ngoba ilo lalo olenhloni ngami langamazwi ami, indodana yomuntu iza kuba lenhloni ngaye, lapho isiza enkazimulweni yayo lenkazimulweni kayise lezithunywa ezingcwele. Kodwa ngilitshela iqiniso ukuthi bakhona abanye kwabemiyo lapho abangayikuzwa ukufa baze babone umbuso kaNkuluNkulu.
Wathi emva kwalawo mazwi kungaba zinsuku ezificaminwembili, wathatha uPetro loJohane loJakobe wakhwela entabeni ukuyakhuleka. Wathi ekukhulekeni kwakhe isimo sobuso sakhe saphenduka, lengubo zakhe zacwazimula zaba mhlophe. Wase kukhuluma laye amadoda amabili ayenguMose lo-Elija, abonakala ngenkazimulo, akhuluma ngokusuka kwakhe ayeza kukuphelelisa eJerusalema. uPetro lababelaye babebanjwe yibuthongo. Kodwa sebephapheme babona inkazimulo yakhe lamadoda amabili ayemilayo. Wathi ekwahlukaneni kwawo laye uPetro wathi kuJesu,
Nkosi, kuhle uba sibe lapha, asakhe amadumba amathathu, elinye libe ngelakho, elinye libe ngelikaMose, lelinye libe ngelika-Elija.
Wayengakwazi akutshoyo. Esakhuluma lokhu, wafika iyezi, labasibekela, besaba ekungeneni kwabo ezini. Wezwakala ilizwi ezini lisithi,
Le indodana yami ekhethiweyo, zwanini yona.
Wathi selikhulumile ilizwi, uJesu wafunyanwa eyedwa. Bathula, kabaze batshela umuntu kuleso sikhathi ngalezo zinto abazibonileyo. Wathi ngakusasa sebehlile entabeni, ixuku elikhulu labahlangabeza. Indoda yasexukwini yamemeza isithi,
Mfundisi, ngiyakuncenga, akuhawukele indodana yami, ngoba yiyo yodwa engumntanami. Khangela, umoya uyayibamba, ibisiklabalala, uyihlukuluze, ize ikhihlize amagwebu, uyidabule, uphume nzima kuyo. Ngicele abafundi bakho ukuba bamkhuphe, kodwa behluleka.
UJesu waphendula wathi,
Oh, sizukulwana esingakholwayo, lesiphambeneyo, koze kube nini ngilani, ngilibekezelela na? Ilethe lapha indodana yakho.
Kuthe isiza, umoya omubi wayidabula wayihlukuza. Kodwa uJesu wawukhuza umoya omubi, wamsilisa umfana, wambuyisela kuyise. Bonke bamangaliswa ibukhulu bukaNkulunkulu. Besamangele bonke ngakho konke akwenzileyo, wathi kubafundi bakhe,
Lamazwi kawangene azike endlebeni zenu, ukuthi indodana yomuntu iza kunikelwa ezandleni zabantu.
Kodwa kabaqedisisanga lawo mazwi, ayefihlakele kibo ukuze bangawaqedisisi, besaba ukumbuza ngalawo mazwi. Kwavela ukuphikisana phakathi kwabo kokuthi ngubani ongahle abe mkhulu kubo. Wathi uJesu ebona imicabango yenhliziyo zabo, wathatha umntwana, wamisa phansi kwakhe, wathi kubo,
Ilo lalo owamukela lumntwana ngebizo lami, wamukela mina. Owamukela mina, wamukela ongithumileyo, ngoba omncinyane kini lonke nguye omkhulu.
UJohane waphendula wathi,
Nkosi, sabona umuntu ekhupha omoya ababe ngebizo lakho, samnqabela ngoba engakulandeli kanye lathi.
Kodwa uJesu wathi kuye,
Lingamnqabeli, ngoba ongamelani lani ungakini.
Wathi seziza kuphelela insuku zokwenyuka kwakhe, wakhangelisa ubuso bakhe eJerusalema, wathuma izithunywa ngaphambi kwakhe. Zahamba zangena emzini wamaSamaria ukuba zimlungisele. Kodwa akawamamukelanga ngoba ubuso bakhe babukhangele eJerusalema. Wathi abafundi bakhe uJakobe loJohane bekubona lokhu bathi,
Nkosi, uyathanda ukuba sibize umlilo wehle ezulwini ubaqothule na?
Kodwa waphenduka, wabakhuza, badlulela komunye umuzi. Wathi behamba endleleni, umuntu othile wathi kuye,
Ngiza kukulandela loba kungaphi lapho uyakhona.
UJesu wathi kuye,
Amakhanka alemilindi, lenyoni zaphezulu zilezidleke, kodwa indodana yomuntu kayilandawo lapho ingaqamelisa khona ikhanda layo.
Wasesithi komunye,
Ngilandela.
Kodwa yena wathi,
Nkosi, ngivumela ukuba ngembela ubaba kuqala.
Kodwa wathi kuye,
Yekela abafileyo bambele abafileyo baba, kodwa wena hamba uchumayele umbuso kaNkulunkulu.
Omunye wathi,
Ngiza kukulandela Nkosi, kodwa ngivumela ukuba ngiyevalelisa abasekhaya kuqala.
Kodwa uJesu wathi kuye,
Kakho othi esebeke isandla sakhe ekhubeni akhangele emuva ofanele umbuso kaNkulunkulu.
Uluka isahluko sechumi. Emva kwalokhu inkosi yamisa abanye abangamachumi ayisikhombisa. yabathuma ngababili ngaphambi kwayo emizini lasendaweni zonke ebiza kuya kuzo yona. Yathi kubo,
ukuvuna kukhulu, kodwa izisebenzi zingcosana. Ngakho ke celani enkosini yokuvuna ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo. Hambani, ngiyalithuma linjengezimvu phakathi kwempisi. Lingaphathi umxhaka, lasikhwama, lamanyathelo, lingabingeleli muntu endleleni. Lakuyiphi indlu elingena kuyo, qalani lithi ukuthula kakube kulindlu. Kuza kuthi uba kukhona lapho indodana yokuthula, ukuthula kwenu kuhlale phezu kwayo. Kodwa uba kungenjalo, kuza kubuyela kini. Hlalani kuleyo ndlu, lidle, linathe, abalipha khona, ngoba isisebenzi sifanele umvuso waso. Linganqumi lezi ndlu. Lakuphi umuzi elingena kuwo, balamukele, dlanini okubekwa phambi kwenu. Lisilise abagulayo abakuwo, lithi kubo, umbuso kaNkulunkulu ususondele kini. Kodwa lakuphi umuzi elingena kuwo, bangalamukele, phumelani endleleni zawo lithi, lo thuli lomuzi wenu olunamathele enyaweni zethu siyaluthintithela kini. Kodwa ke yazini lokhu ukuthi umbuso kaNkulunkulu ususondele. Ngithi kini, kuza kuba ngcono kwabaseSodoma ngalolo suku kula kulowo muzi. Maye kuwe Khorazini, maye kuwe Bethsaida, ngoba uba kwakwenziwe eThire leSidoni imisebenzi yamandla enziwe kini, ngabe kade baphenduka bahlala ngamasaka emlotheni. Kodwa kuza kuba ngcono kwabaseThire leSidoni ekuthonisisweni kulakini. Lawe Kaphenawumu, uza kuphakanyiselwa ezulwini na? Hhayi, uza kwehliselwa endaweni yabafileyo. Olizwayo lina, uyangizwa mina. Olalayo lina, uyangala mina. Ongalayo mina, uyamala ongithumileyo.
Babuya ke abangamashumi ayisikhombisa ngokuthokoza besithi,
Nkosi, labo moya ababi bayasithobela ngebizo lakho.
Wathi kibo,
ngabona uSathane enjengombane esiwa ezulwini. Khangelani, ngilinikile amandla okunyathela inyoka lofezela, nokunyathela amandla wonke esitha, kaliyi kulinywaza lutho. Lingathokozi ngalokho okokuthi omoya bayalithobela, kodwa thokozani ngokuthi amabizo enu alotshiwe ezulwini.
Ngaleso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele, wathi,
ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu lomhlaba, ngoba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo labaqedisisayo, wakwambulela izingane. Yebo Baba, ngoba kwaba kuhle kuwe ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba, ngakho owaziyo ukuthi indodana ingubani kuphela uyise, lokuthi uyise ungubani kuphela indodana, nalowo indodana ethanda ukumambulela yena.
Wasephendukela kubafundi bebodwa wathi,
abusisiwe amehlo abona elikubonayo, ngoba ngithi kini, banengi abaprofeti namakhosi ababethanda ukubona elikubonayo, kodwa kabakubonanga, lokuzwa elikuzwayo kabakuzwanga.
Wase kusukuma isazumlayo simlinga sisithi,
Mfundisi, ngiza kwenzani ukuze ngidle ilifa lokuphila okungapheliyo na?
Wathi kuso,
kulotshweni emlayweni, ufunda kanjani na?
Saphendula sathi,
wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomphefumulo wakho wonke, langamandla akho wonke, langengqondo yakho yonke, lomakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena.
Wathi kuso,
uphendule kuhle, yenza lokhu uzakuphila.
Kodwa yena ethanda ukuzilungisa wathi kuJesu,
umakhelwane wami ungubani na?
UJesu waphendula wathi,
umuntu othile wehla evela eJerusalema esiya eJericho, watheleka phakathi kwabaphangi abamhlubula impahla, bamtshaya, basuka bahamba bamtshiya ephosukufi. Umpristi othile waqabuka esehla ngaleyo ndlela, wathi embona wanqweda, wedlula eceleni. Kwaba njalo lomlevi, efika kuleyo ndawo embona wanqweda, wadlula eceleni. Kodwa umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye, kwathi embona wamhawukela, waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela amagcobo lewayi wamkhwelisa enyamazaneni yakhe wamusa endlini yezihambi wamlondoloza ngakusasa wakhupha inhlavu ezimbili zemali wazinika umninindlu esithi umlondolozi uba uchitha okudlula lokho ngiza kubuyisela kuwe ekubuyeni kwakho kambe nguphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba umakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwabaphangi na
wathi
ngulowo owamenzela isihawu
wasesithi kuye uJesu
hamba wenze njalo lawe
wathi ekuhambeni kwakhe wangena emzini othile owesifazana othiwa nguMatha wamamukela endlini yakhe wayelodade wabo othiwa nguMaria owahlala ngasenyaweni zenkosi walizwa ilizwi layo kodwa uMatha wakhathazeka ngokusebenza okuningi weza kuye wathi
Nkosi kawukhathaleli ukuthi udade wethu ungijile ukusebenza ngedwa na ake umtshele ukuba angisize
kodwa inkosi yamphendula yathi
Matha Matha uyaphisekela izinto ukhathazeke ngokunene kodwa yinye into edingekayo uMaria ukhethile isabelo esihle angayikwamuka sona
uluka isahluko sechumi lanye wathi ekhuleka endaweni ethile eseqedile omunye wabafundi bakhe wathi kuye
Nkosi sifundise ukukhuleka njengoJohani wafundisa abafundi bakhe
wathi kubo
nxa likhuleka kalibokuthi baba kalidunyiswe ibizo lakho umbuso wakho kawuze siphe ukudla kwethu insuku ngensuku usithethelele izono zethu ngoba lathi sibathethelela bonke abasonayo ungasingenisi ekulingweni
wasesithi kubo
nguphi kini olomngane aye kuye phakathi kobusuku athi kuye mngane wami ake ungeboleke izinkwa ezintathu ngoba kufikile kimi umngane wami evela ekuhambeni kodwa kangilalutho engingalubeka phambi kwakhe ongaphakathi aphendule athi ungangihluphi umnyango usuvalile labantwana bami balele kanye lami kangila kuvuka ngikunike ngithi kini loba engazukuvuka amnike ngoba engumngane wakhe kodwa ngenxa yokuphikelela kwakhe uza kuvuka amnike konke akuswelayo ngithi ke kini Celani liza kuphiwa, funani liza kufumana, qoqodani liza kuvulela. Ngoba ilola lo ocelayo uyamukela, lofunayo uyafumana, loqoqodayo uyavulela. Nguphi kini onguyizi ongathi uba indodana yakhe icela inhlanzi, ayinike inyoka endaweni yenhlanzi? Uba icela iqanda, ayinike ufezela na? Ngakho ke uba lina elingababi likwazi ukubapha abantwana benu iziphiwo ezinhle kakhulu kangakanani uyihlo osezulwini uza kubapha abacela kuye umoya ongcwele
wayekhupha umoya omubi oyisimungulu wathi esephumile umoya omubi wakhuluma umuntu oyisimungulu abantu bamangala kodwa abanye babo bathi
Uyakhupha umoya ababi ngoBelezebhule inkosi yomoya ababi.
Abanye bemlinga bafuna kuye isibonakaliso esivela ezulwini. Kodwa yena eyazi imicabango yenhliziyo zabo wathi kubo.
Ilola lo umbuso owahlukene phakathi uyachithela. Lendlu eyahlukene phakathi iyadilika. Uba uSathane laye ahlukene phakathi kwakhe. Umbuso wakhe uza kuma kanjani na? Ngoba lithi lina ngikhupha omoya ababe ngoBelezebhule. Uba mina ngikhupha omoya ababe ngoBelezebhule. Amadodana enu abakhupha ngubani na? Ngakho wona aza kuba ngabathonisisi benu. Kodwa uba ngikhupha omoya ababe ngomunwe kaNkuluNkulu. Umbuso kaNkuluNkulu usufikile phela kini. Uba isiqhwaga sihlomile, silinda umuzi waso. Impahla yaso ihlezi ngokuthula. Kodwa nxa olamandla kulaso esisukela asinqobe uyasamuka izikhali zaso ebe sithembele kuzo ayabe impango yaso lo ongelami umelene lami lalo ongabuthi lami uyahlakaza nxa umoya omubi esephumile emuntwini uyadabula indawo ezomileyo efuna ukuphumula engakufumani uthi ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo. Afike ke ayifumane iTanyelo ilungisiwe. Abe sehamba azithathele abanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye. Bangene bahlale lapho. Okugcina kwalowo muntu kube kubi kuloko kuqala.
Wathi esakhuluma lokho, owesifazana othile exukwini waphakamisa ilizwi lakhe wathi,
sibusisiwe isisu esakuthwalayo lamabele owawamunyayo.
Kodwa yena wathi,
yebo, kodwa ikakhulu babusisiwe abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilondoloze.
Wathi sekubuthana kuye amaxuku, waqala ukukhuluma esithi,
lesi sizukulwana yisizukulwana esibi, sifuna isibonakaliso, kodwa kasikunikwa sibonakaliso, kuphela isibonakaliso sikaJona. Ngoba njengalokhu uJona waba isibonakaliso kwabaseNinive, indodana yomuntu iza kuba njalo kulesi sizukulwane. Inkosikazi yaseNingizimu iza kusukuma ekuthonisisweni kanye lamadoda alesi sizukulwane, iwalahle, ngoba yavela emkhawulweni yomhlaba ukuzwa ukuhlakanipha kukaSolomon. Khangelani, kukhona lapha okukhulu kulo Solomon. Amadoda aseNinive azasukuma ekuthonisisweni kanye lalesi sizukulwane, asilahle, ngoba aphendukwa ngokuchumayela kukaJona. Khangelani, kukhona lapha okukhulu kulo Jona. Ngakho othi eselumathise isibane asibeke ekusithekeni ingabe ngaphansi kwesitsha, kodwa usibeka esiqobaneni ukuba abangenayo babone ukukhanya. Ilihlo lakho liyisibane somzimba wakho. Nxa ilihlo lakho liphilile, umzimba wakho wonke ulokukhanya. Kodwa nxa lilibi, umzimba wakho ulomnyama. Ngakho qaphela ukuba ukukhanya okukuwe kungabi ngumnyama. Ngakho ke uba umzimba wakho wonke ulokukhanya, ungelandawo emnyama, uza kukhanya wonke njengesibane sikukhanyisa ngokukhanya kwaso.
Esakhuluma, umFarisi othile wamema ukuba adlelaye, wangena wahlala ekudleni. UmFarisi wamangala ebona ukuthi kaqalanga ngokugeza engakadli. Yasisithi inkosi kuye,
linake baFarisi, lihlambulula ingaphandle yenkezo leyesitsha, kodwa ingaphakathi yenu igcwele ukuphanga lobubi. Lina zithutha, yena owenza ingaphandle kayenzanga lengaphakathi na? Kodwa phanini kube iziphiwo lezo zinto ezingaphakade. Khangelani ke, konke kuza kuhlambuluka kini. Kodwa maye kini baFarisi, ngoba lithela okwechumi kwemfe lamakhomane lokwembida yonke. Lingananzeleli ukulunga lokumthanda uNkulunkulu. Belifanele ukukwenza lokho, lingakuyekeli lalokho. Maye kini baFarisi, ngoba lithanda izihlalo ezingaphambili emasinagogeni lokubingelelwa emdangeni. Maye kini, ngoba lifana lamaliba angasabonakaliyo, labantu bahambe phezu kwawo bengawazi.
Omunye weza zumlayo wathi kuye,
mfundisi, ngokutsho lokho uyasithuka lathi.
Yena wathi,
maye lakini zazumlayo, ngoba lethesa abantu imithwalo enzima ukuthwala, kodwa lina uqobo lwenu kaliyithinti leyo mthwalo langowodwa nje umuntu. Maye kini, ngoba liyawakha amaliba abaprofeti ababulawa ngokhokho benu. Ngalokhu ke lingofakazi, livumelana lemisebenzi yabokhokho benu, ngoba bona bababulala, linake liyawakha amaliba abo. Ngalokhu ke ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwathi, ngiza kubathumela abaprofeti labapostoli, abanye baza kubabulala, abanye babazingela, ukuze kubizwe kulesi sizukulwana igazi labaprofeti bonke elachithwa kusukela ekudatshulweni komhlaba, kusukela egazini lika-Abeli kuze kufike egazini likaZekhariya owabulawa phakathi kwe-altare letempeli. Yebo, ngithi kini, liza kubizwa kulesi sizukulwana. Maye kini zazumlayo, ngoba lisusile ikhiye yokwazi, kalingenanga lina uqobo lwenu, labangenayo labavimbela.
Wathi ephuma lapho, labaFarisi baqala ukumngxamela nokumbuza izinto eziningi. bemthiya ukuze babambe ulutho oluphuma emlonyeni wakhe. Uluka isahluko sechumi lambili. Kwathi sezivuthene izigidi eziningi zabantu baze banyathelana, waqala ukukhuluma ikakhulu labafundi bakhe esithi,
"Xwayani imvubelo yabafarisi eyikuzenzisa. Ngakukho okumbomboziweyo okungayikwambu, nokufihliweyo okungayikwaziwa. Lalokho elikukhuluma emnyameni kuza kuziwa ekukhanyeni. Elikunyenyezileyo ezindlini kuza kumenyezelwa phezu kwezindlu. Ngithi kini bangane bami, lingabesabi labo ababulala umzimba bengelakwenza lutho emva kwalokho. Kodwa ngiza kulitshengisa elifanele ukumesaba. Mesabeni lo othi esebulele, abe lamandla okuphosela esihogweni. Yebo ngithi kini, mesabeni lo. Kakuthengwa yini intaka ezinhlanu ngendibilitshi ezimbili na? Kanti emehlweni kaNkulunkulu kakukhohlakali lanye yazo. Kanti lenwele zekhanda lenu zibaliwe zonke. Lingesabi lina, ngoba liyazidlula intaka ezinene. Njalo ngithi kini, ilowo lalowo ongivuma phambi kwabantu, lendodana yomuntu layo iza kumvuma phambi kwezithunywa zikaNkulunkulu. Kodwa ongiphika phambi kwabantu uza kuphikwa phambi kwezithunywa zikaNkulunkulu. Ilowo lalowo okhuluma ilizwi elibi ngendodana yomuntu uza kuthethelelwa. Kodwa lowo ohlambaza umoya ongcwele ngaye kuthethelelwa. Nxa belisa emasinagogeni laphambi kwababusi leziphathamandla, lingaphisekeli ukuthi liza kuziphendulela kanjani lokuthi lizakhulumane, ngoba umoya ongcwele uza kulifundisa ngaleso sikhathi lokho elifanele ukukukhuluma.
Omunye wexuku wathi kuye,
"Mfundisi, akutshele umfowethu abelane lami ilifa."
Kodwa wathi kuye,
"Ndoda, ngubani ongimise ukuba ngibe ngumthonisisi loba umahlukanisi wempahla kini na?"
Wase sithi kibo,
"Xwayani, liqaphele ubuhwaba bonke, ngoba ukusila komuntu kakuyi ngobunengi bempahla yakhe."
Wase batshela umfanekiso esithi,
"Ilizwe lendoda ethile enothileyo lathela kakhulu, wanakana lokho esithi, ngiza kwenza njani na? Ngoba kangilandawo lapho ngingabuthela khona amabele ami. Wase sithi, ngiza kwenza lokho. Ngiza kudiliza iziphala zami ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona amabele ami lempahla yami. Bese ngisithi kumphefumulo wami, mphefumulo, ulempahla ezinengi ezibekelwe iminyaka eminingi, phumula, udle, unathe, uthokoze." Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, "Wena siphukuphuku, ngalobo busuku umphefumulo wakho uza kubizwa. Pho-ke izinto ozilungisileyo ziza kuba ngezikabani na? Kunjalo-ke kozibekela inotho yena enganothanga kuNkulunkulu."
Wase sithi kubafundi bakhe,
"Ngakho-ke ngithi kini, lingaphisekeli ukusila kwenu ukuba liza kudlani, loba umzimba wenu ukuba liza kwambathani. Ngoba ukusila kwedlula ukudla, lo mzimba wedlula izambatho. Qaphelisisani amawabayi ukuthi kawahlanyele, kawavuni, kawala ziphala loba izilulu, kanti uNkulunkulu uyawondla. Lina liyazidlula kakhulu inyoni. Nguphi kini ongathi ngokuphisekela engezelele ingalo ibenye ebudeni bakhe na? Ngakho-ke nxa lingelamandla okwenza into encinyane nje, liphisekelani ngokunye na? Qaphelisisani imiduze ukuthi ikhula kanjani, kayiphothi, kayaluki. Kodwa ngithi kini, lo Solomoni ebucwazicwazini bakhe bonke wayengambathiswanga njengomunye wayo. Uba uNkulunkulu esembathisa ngokunjalo utshani beganga obukhona lamhla, kusasa buphoswa eziko, uza kulambathisa ngokukhulu kangakanani lina elilokukholwa okuncinyane. Lani-ke lingadingi eliza kukudla leliza kukunatha, lingakhathazeki, ngoba konke lokhu kufunwa izizwe zomhlaba. Kodwa uyihlo uyazi ukuthi liyakuswela lokho. Kodwa funani umbuso wakhe, zonke lezi zinto ziza kwengezelelwa kini. Lingesabi mhlambi omncinyane, ngoba kuyikuthanda kukayihlo ukulinika umbuso. Thengisani impahla zenu, liphe iziphiwo, lizenzele imixhaka engagugiyo lenotho engapheliyo ezulwini. Lapho kungasondeli isela khona, lalapho inondo ingoni khona. Ngoba lapho kukhona inotho yenu, iza kuba khona lapho lenhliziyo yenu. Inkalo zenu kazihlale zibotshiwe, lezibane zenu zihlale zivuta. Lani libe njengabantu abalindele inkosi yabo ukuba ibuye ekhaya ivela emthimbeni, ukuze nxa ifika iqoqoda bayivulele masinyane. Zibusisiwe lezo ngcebo, okuza kuthi inkosi nxa ifika izifumane zilindile. Ngiqinisile ngithi kini, iza kubopha ukhalo lwayo, izihlalise ekudleni, iziphakululele. Loba ifika ngomlindo wesibili, ingabe ngowesithathu, izifumane zinjalo, zibusisiwe lezo ngcebo. Kodwa yazini lokhu kokuthi, uba umninindlu ubesazile isikhathi isela eliza kufika ngaso, ubengayi kuvuma ukuba indlu yakhe ifohlelwe. Lani ke hlalani lilungile, ngoba indodana yomuntu iyeza ngesikhathi elingayilindele ngaso.
UPetro wathi,
Nkosi, utshela thina sodwa lumfanekiso, ingabe utshela bonke na?
Inkosi yasisithi,
nguwuphi umphathi wezinceku othembekileyo lohlakaniphileyo, inkosi yakhe eza kumbeka phezu kwabendlu yayo ukuba abanike isabelo sabo sokudla ngesikhathi esifaneleyo na? Ibusisiwe leyo nceku okuza kuthi inkosi yayo nxa ifika iyifumana isenza njalo. Ngiqinisile ngithi kini, iza kuyibeka phezu kwakho konke elakho. Kodwa nxa leyo nceku inakana isithi, inkosi yami iphuzile ukubuya, ibisiqala ukuhlupha izinceku lezincekukazi, idle inathe idakwe, inkosi yaleyo nceku iza kufika ngosuku engayilindele ngalo, langesikhathi engasaziyo. Iza kuyiqumaquma iyabele labangathembekanga. Njalo ke laleyo nceku ebisazi intando yenkosi yayo, ingalungiselanga, ingenzanga ngokwentando yenkosi yayo, iza kutshaywa imivivinya eminenge. Kodwa leyo ebingayazi yenza okufaneleyo ukutshaya, iza kutshaya imivivinya eyingcosana. Ilo lalo ophiwe okunengi, kuza kubizwa okunengi kuye. Lalo ophathiswe okunengi, kuza kubizwa kuye okungaphezu kwalokho. Ngize ukuphemba umlilo emhlabeni, bengifisa kakhulu ukuba ngabe usulumede. Ngilo bhaphathizo engiza kubhaphathizwa ngalo, ngikhathazekile kakhulu luze luphelele. Lithi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni na? Ngithi kini atshe, ngilethe ukwahlukana. Ngoba kusukela kulesi sikhathi kuza kuba khona abahlanu endlininye bahlukane phakathi, abathathu balwe lababili, lababili balwe labathathu. Baza kwahlukana, uyise alwe lendodana, indodana ilwe loyise, unina alwe lendodakazi, indodakazi ilwe lonina, uninazala alwe lomalokazana, umalokazana alwe loninazala.
Wasesithi emaxukwini,
nxa libona iyezi liphuma entshonalanga lihle lithi liza kukhiza, kube njalo. Nxa lisizwa kuphephetha umoya waseningizimu lithi liza kutshisa, kube njalo. Lina bazenzisi, liyakwazi ukuchasisa ukuma komhlaba lomkhathi, kodwa kungani lingakwazi ukuchasisa lesi sikhathi na? Pho, kungani ukuba lingazikhetheli lina uqobo lwenu okulungileyo na? Nxa usiya phambi komthonisisi lalowo omangalelene laye, lisesendleleni mncenge ukuba akukhulule, funa akudonsele kumthonisisi, lo mthonisisi akunike lokulo inxusa, le nxusa likuphosele entolongweni. Ngithi kuwe, kawusoze waphuma khona uze ukhokhe indibilitshi yokugcina.
Uluka isahluko sechumi lantathu. Ngaleso sikhathi kwaba khona abathile abamtshela ngabaseGalili igazi labo uPilato alixubanisa lemihlatshelo yabo. Wabaphendula wathi,
lithi labo abaseGalili babeyizoni kulabo bonke abaseGalili, ngoba behlelwa yilokhu na? Ngithi kini atshe, kodwa uba lingaphenduki liza kubhubha ngokunjalo lonke. Lalabo abalichumi labafica umnempili owawela phezu kwabo umphotshonga wasesilo wami wababulala. Lithi bona babe babi kulabantu bonke ababehlala eJerusalema na. Ngithi kini atshe, kodwa uba lingaphenduki liza kubhubha ngokunjalo lonke.
Wasebatshela lo mfanekiso wokuthi
umuntu othile wayelesihlahla somkhiwa esasihlanyelwe esivinini sakhe. Wafika efuna isithelo kuso, wasiswela. Wasesithi kuso isisebenzi sakhe sesivini, khangela sekuyiminyaka emithathu ngisiza lapha ngifuna izithelo kulesi sihlahla somkhiwa, ngiziswela. Sigamule, yini ukuba sone umhlabathi na? Samphendula sathi, Nkosi, ake usiyekele langalunyaka ngize ngimbe ngithele umquba kuso, mhlawumbe singathela ngozayo, uba singathele usigamule.
Wayefundisa kwelinye lamasinagogi ngesabatha. Wakukhona owesifazana owayengenwe ngumoya owamenza isilima iminyaka elishumi leficaminwembili esegogekile engasalulami. Wathi uJesu embona wambiza wathi kuye,
Mama, ukhululwe ebulimeni bakho.
Wabeka izandla zakhe phezu kwakhe, wahle walulama khona lapho, wadumisa uNkulunkulu. Kodwa umphathi wesinagoge ethukuthele ngoba uJesu esilise ngesabatha, wathi ebantwini,
zikhona izinsuku eziyisithupha okufanele ukusetshenzwa ngazo. Ngakho-ke wozani ngalezo nsuku lisiliswe, lingezi ngosuku lwesabatha.
Kodwa uJesu wamphendula wathi,
lina bazenzisi, ilowo nalowo wenu kayikhululi yini inkabi ingabe ubabhemi wakhe esibayeni ngesabatha ayiholele emanzini ukuyinathisa na? Kakufanele yini ukuba lowesifazana oyindodakazi ka-Abrahama obebotshiwe ngusathane iminyaka elishumi leficaminwembili akhulule kulesi sibopho ngosuku lwesabatha na?
Kwathi ukuba atsho lokhu bayanyeka ababephikisana laye. Kodwa ixuku lonke lathokoza ngemisebenzi yonke emihle eyenziwe nguye. Wasesithi,
umbuso kaNkulunkulu ufana lani na? Ngiza kuwufanisa lani na? Ufana lohlamvu lwemastade umuntu aluthatha waluhlanyela ensimini yakhe, lwamila lwaba yisihlahla, lenyoni zaphezulu zakhela izidleke zazo engatsheni zazo.
Wabuya wathi,
ngiza kufanisa lani umbuso kaNkulunkulu na? Unjengemvubelo owesifazana ayithatha wayifaka emphutshini elingana lamagogoko amabili yaze yabila yonke.
Wasesuka ehamba edabula imizi lemizana efundisa eqonde eJerusalema. Umuntu othile wathi kuye,
Nkosi, bayingcosana yini abasiliswayo na?
Wasesithi kibo,
zamani ukungena ngomnyango omncinyane, ngoba ngithi kini abanengi baza kufuna ukungena behluleke. Nxa umninindlu esesukume wavala umnyango, liza kuqala ukuma ngaphandle liqoqode emnyango lisithi, Nkosi, sivulele. Yena-ke aphendule athi, kangilazi lapho livela khona. Lapho-ke liza kuqala ukuthi, sadla sanatha kanye lawe, wawufundisa endleleni zakithi. Kodwa yena uza kuthi, ngithi kini, kangilazi lapho livela khona. Sukani kimi lina lonke elenza okubi. Lapho-ke kuza kuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Nxa selibona u-Abrahama lo-Isaka lo-Jakobe labaprofeti bonke embusweni kaNkulunkulu, kodwa lina likhutshelwe ngaphandle. Baza kufika bevela empumalanga, lasentshonalanga, lasenyakatho, laseningizimu, bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Khangelani, bakhona abokugcina abaza kuba ngabokuqala, bakhona abokuqala abaza kuba ngabokugcina.
Ngaleso sikhathi kwafika abaFarisi abathile bathi kuye,
suka lapha ngoba uHerodi ufuna ukukubulala.
Wathi kibo,
hambani lilitshele lelo khanka ukuthi, khangela, ngiyakhupha omoya ababi ngisilise lamhla lakusasa, ngomhlomunye ngiphelelise umsebenzi wami. Futhi ngimele ukuba ngihambe lamhla lakusasa nangomhlomunye, ngoba kakula kwenzeka ukuba umprofeti abhubhele ngaphandle kweJerusalema. Hawu Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofeti, obakhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe. Bengithanda kangakanani ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukhukazi sibuthela amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso. Kodwa kalivumanga. Khangelani, indlu yenu ichiyo ilunciwa. Kodwa ngithi kini, kalisoze langibona kuze kufike isikhathi sokuba lithi ubusisiwe ozayo ebizweni lenkosi.
Uluka isahluko sechumilane. Kwathi ekungeneni kwakhe ngesabatha endlini yomunye wabayizikhulu kubafarisi ukuba adlelaye, babemqaphele. Kwakukhona umuntu phambi kwakhe owayelesifo esithiwa ngumbizankulu. UJesu wathi kuzazumlayo labafarisi,
kuvunyelo yini ukusilisa ngesabatha ingabe athi?
Kodwa bathula. Wasembamba, wamsilisa, wamyekela ukuba ahambe. Wasesithi kibo,
nguphi ongathi elobabhemu kumbe inkabi yakhe ewele emgodini angayikhuphi masinyane ngosuku lwesabatha na?
Bahluleka ukumphendula lokho. Wasebatshela umfanekiso labo abamenyiweyo ebona ukuzikhethela kwabo izihlalo ezingaphambili. Wathi kibo,
nxa umenyiwe ukuza emthimbeni, ungahlali esihlalweni esingaphambili. Funa ngabe kukhona omkhulu kulawe omenyiweyo. Yena olimemileyo lobabili eze athi kuwe, ixekele lo, kube ngikhona uqala ukwehlela ngaphansi usule nhlolo. Kodwa nxa umenyiwe, hamba uhlale endaweni engaphansi ukuba nxa efika okumemileyo athi kuwe, mngani, yenyukela ngaphezulu, kube ngikhona ke uza kuba lodumo emehlweni abo bonke abasekudleni labo. Ngoba ilowo lalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, lozithobayo uza kuphakanyiswa.
Wasesithi kulowo muntu owayememile,
nxa usenza idili, ungamemi abangane bakho labafowenu lezihlobo zakho lomakhelwane bakho abanothileyo. Funa babuye bakumele labo beselisenanayo. Kodwa nxa usenza idili, mema abayanga lezilimi leziqhulu leziphofu, uza kubusiswa. Ngoba bangekwenanisele, uza kwenaniselwa ekuvukeni kwabafileyo.
Wathi omunye kwababehlezi laye ekudleni esezwile lokhu wathi,
ubusisiwe lo oza kudla ukudla embusweni kaNkulunkulu.
UJesu wathi kuye,
umuntu othile wake wenza idili elikhulu, wamema abanengi. Ngesikhathi sedili wathumela inceku yakhe ukuba itsho kwabamenyiweyo ukuthi, wozani ngoba sekulingisiwe konke. Kodwa bonke baqala ukuzilandulela. Okuqala wathi, ngithenge umhlaba, ngimele ukuhamba ngiyewubona, ngiyakuncenga akungixolisele. Lo munye wathi, sengithenge inkabi ezilishumi, ngiya ukuzilinga, ngiyakuncenga akungixolisele. Lo munye wathi, sengithethe umfazi, ngakho ke ngingeze ngeza. Isibuyile inceku yayibikela lokho inkosi yayo. Ngakho ke umninindlu wathukuthela, wathi encekwini yakhe, phuma masinyane uye emigwaqweni lendleleni zomuzi, ulethe lapha abayanga lezilima leziphofu leziqhuli. Inceku yathi, nkosi, sekwenziwe ongilaye khona, kodwa indawo isekhona. Yathi inkosi encekwini, phuma uye ezindleleni lasezintangweni, ubacindezele bangene ukuba igcwale indlu yami. Ngoba ngithi kuwe, gakho lo yedwa walabo abamenyiweyo oza kulizwa idili lami.
Kwakuhamba laye amaxuku amaningi. Waphenduka wathi kuwo,
uba umuntu esiza kimi engazondi uyise lonina lomkakhe labantwana labafowabo lodadewabo, yebo ngisho lokusila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Yilowo lalowo ongathwali isiphambano sakhe angilandele, angebe ngumfundi wami. Ngoba nguwuphi kini othi efisa ukwakha umphoshonga angaqali ahlale phansi abale izindleko ukuthi ulakho yini okokuqeda na? Funa ukuthi esebekile isisekelo angabi lamandla okuqeda. Bonke abakubonayo baqale ukumhleka besithi lo muntu waqala ukwakha kodwa kabanga lamandla okuqeda. Loba yiyiphi inkosi eyakulwa lenye inkosi ingaqali ihlale phansi ihlole ukuba ilamandla yini ngenkulungwane ezilithumu ukuhlangabezana layo eza ile nkulungwane ezingamathumi amabili na. Kodwa uba kungenzeki ingathi isekhatshana leyo ithume amanxusa icele okokuthula. Kunjalo ke yilo lalo kini ongadeli konke alakho angebe ngumfundi wami. Ithwayi lihle kodwa uba ithwayi seliduma liza kuvuselelwa ngani na? Kalisafanele lamhlabathi lomquba kodwa liyalahlwa ngaphandle nje olendlebe zokuzo akezwe.
Uluka isahluko sechumi lanhlanu. Kwase kusondela kuye bonke abathelisi lezoni ukumuzwa. AbaFarisi lababhali basola besithi
umuntu lo wamukela izoni adlelazo.
Wase batshela lomfanekiso esithi
nguphi umuntu kini ongathi elezimvu ezilikhulu alahlekelwe ngenye yazo angazichiyi ezingamathumi aficamunwe munye lezificamunwe munye egangeni ayedinga elahlekileyo aze ayifumane na? Athi eseyifumene ayedatshe ethokoze esefikile ekhaya amene abangane bakhe lomakhelwane bakhe athi kibo thokozani lami ngoba ngiyifumene imvu yami ebilahlekile. Ngithi kini ngokunjalo kuza kuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sinye nje esiphendukileyo kulabalungileyo abangamathumi afica munwe munye labafica munwe munye abangasweli ukuphenduka. Loba nguwuphi owesifazana othi elenhlamvu zesiliva ezilithumi uba elahlekelwa luhlamvu lona angalumathisi isibani athanyele indlu aludingisise aze alufumane na? Athi ukuba alufumane abize abangane bakhe athi thokozani lami ngoba sengilufumene uhlamvu lwami obelulahlekile. Ngithi kini ngokunjalo-ke kukhona ukuthokoza phambi kwezithunywa zikaNkulunkulu ngesoni sinye nje esiphendukayo.
Wasesithi
kwakukhona umuntu othile wayelamadodana amabili encinyane yawo yathi kuyise baba akunginike isabelo selifa esiqondene lami wawahlukanisela impahla yakhe. Kwathi ngemva kwensuku ezilutshwana indodana encinyane yakutha konke yasuka yahamba yaya elizweni elikhatshana lapho eyachitha khona impahla yayo ngenhlalo embe. Yathi isichithile konke kwavela indlala enkulu kulelo lizwe yaqala ukuswela. Yasuka yayakhonza komunye umuntu walelo lizwe owayithumela emasimini akhe ukuba yaluse ingulube. Yafisa ukuzisuthisa ngamakhasi adliwa zingulube. Kwakungasela muntu oyinika uludo. Kwathi sekusile kuyo yathi zingaki izisebenzi zikababa eziqhatshiweyo ezilokudla okunene kanti mina ngiyafa indlala lapha. Ngiza kusuka ngiye kubaba ngithi kuye baba ngonile kophezulu laphambi kwakho kangisafanele ukuthiwa ngiyindodana yakho ngenza ngibe njengomunye wezisebenzi zakho eziqhatshiweyo. Yasisuka yaya kuyise kodwa kuthe isekhatshana uyise wayibona wayihawukela wagijima wayisingatha wayanga. Indodana yasisithi kuye baba ngonile kophezulu laphambi kwakho kangisafanele ukuthiwa ngiyindodana yakho. Kodwa uyise wathi encekwini zakhe phangisani lilethe ingubo enhle kulazo zonke liyambathise lifake isongo esandleni sayo lamanyathelo enyaweni zayo lilethe ithole elinonisiweyo lilihlabe sidle sithokoze ngoba indodana yami le ibifile isibuye yasila ibilahlekile ifunyelwe. Basebeqala ukuthokoza kodwa indodana yakhe endala yayisensimini yathi isiza isondela endlini yezwa ukuhlabelela lokusina yasibiza omunye wezincebo yabuza ukuthi kutshoni lokho. Wathi kuyo umna wakho ufikile noyihlo uhlabile ithole elinonisiweyo ngoba ubuyile esasila. Kodwa yathukuthela
yala ukungena. Uyise wasephuma wayincenga, kodwa yaphendula yathi kuyise, "Khangela, iminyaka engaka ngikusebenzela, kangizanga ngeqe umlayo wakho, kodwa kawuzanga unginike lezinyane lembuzi nje ukuba ngijabule kanye labangane bami. Kodwa kuthe ukuba ifike lindodana yakho eyachitha impahla yayo lezifebe, wayihlabela ithole elinonisiweyo. Wasesithi kuyo, "Ndodana, wena uhlala lami njalo. Konke okungokwami kungokwakho. Bekufanele ukuba sijabule, sithokoze, ngoba umna wakho lo owayefile usebuye wasila, wayelahlekile, usefunyene."
Uluka isahluko seshumi lesithupha. Wasekhuluma labafundi bakhe esithi,
"Kwakukhona umuntu onothileyo owayelomphathi owamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, "Kuyini lokhu engikuzwayo ngawe na? Landisa ngobuphathi bakho, ngoba ungebe usaba ngumphathi." Umphathi wanakana lokhu wathi, "Ngiza kwenza njani? Lokhu inkosi yami isingamuka ubuphathi bami na? Kangilamandla okulima, ngilenhloni zokuba ngiphanze. Ngiyakwazi engiza kukwenza ukuze abantu bangamukele endlini zabo nxa sengikhutshiwe ebuphathini." Ngakho wasebabiza ngamunye ababe lemilando enkosini yakhe. Wathi kowokuqala, "Ulomlando ongakanani enkosini yami na?" Wathi, "Amagogoko amagcobo angamakhulu amabili." Wasesithi kuye, "Thatha incwadi yakho ubhale masinyane ikhulu." Wathi kowesibili, "Wenake ulomlando ongakanani na?" Wathi, "Amasaka amabele angamakhulu amathathu." Wathi kuye, "Thatha incwadi yakho ubhale amakhulu amabili." Inkosi yambabaza umphathi ongalunganga ngokuthi wenze ukuhlakanipha, ngoba abantwana balesi sikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kulabantwana bokukhanya. Lami ngithi kini, zenzeleni lina abangane ngenotho engalunganga, ukuze kuthi nxa isiphelile banamukele ezindlini ezingaphelile. Othembekileyo kokuncinyane uthembekile lakokukhulu, lo ongathembekanga kokuncinyane kathembekanga lakokukhulu. Ngakho-ke uba lingathembekanga enothweni engalunganga, ngubani oza kuliphathisa inotho eqotho na? Futhi uba lingathembekanga kokomunye, ngubani oza kulinika okungokwenu na? Kayikho inceku engakhonza amakhosi amabili, ngoba iza kuzonda enye ithande enye, ingabe ibambelele kwenye idelele enye. Lingekhonze uNkulunkulu lenoda.
AbaFarisi ababethanda imali bakuzwa konke lokhu bamklolodela, kodwa wathi kibo,
"Lina lingabazitshaya abalungileyo emehlweni abantu, kodwa uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zenu, ngoba lokho okuphakemeyo phakathi kwabantu kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Umlayo labaprofeti kwakukhona kwaze kwafika uJohane. Kusukela kuleso sikhathi ivangeli lombuso kaNkulunkulu liyathunyayela, wonke umuntu uyafohlela kuwo. Kodwa kulula ukuba kudlule izulu lomhlaba kulokuba kudlule icatshana elilodwa lomlayo. Ilo nalo olahla umkakhe athathe omunye uyafeba. Lo thatha umfazi olahlo indoda uyafeba. Kwakukhona umuntu othile onothileyo owayegqoka ezibubende lamalembu amahle, esidla okumnandi insuku zonke. Kwakukhona futhi umuntu ongumnyanga othiwa nguLazaro, owayebekiwe esangweni lakhe egcwele izilonda. Wafisa ukudla imvuthuluka ewayo etafuleni yesinodi, futhi lezinja zazisiza zimkhothe izilonda. Wasesifa ongumnyanga, izithunywa zamthalela esifubeni sika-Abraham, lesinothi laso safa sambela. Sesisendaweni yabafileyo saphakamisa amehlo aso, sisebuhlungwini sabona u-Abrahama ekhatshana loLazaro esesifubeni sakhe. Samemeza sathi, "Baba Abraham, ngihawukela, uthume uLazaro acwilise umuno wakhe emanzini, apholise ulimi lwami, ngoba ngiyahlupheka kakhulu kuleli langa." Kodwa u-Abrahama wathi, "Ndodana, khumbula ukuthi wamukela okuhle kwakho ekusileni kwakho.
uLazaro ngokunjalo wamukela oku kodwa kathesi uyathokoziswa lapha wena uyahlupheka langaphandle kwakho konke lokho kubekiwe phakathi kwethu lani igebe elikhulu ukuze kuthi abalapha abafuna ukusuka beze ngakini bangekwenze laba ngapho bangewelele ngakithi sasesithi njalo ngiyakuncenga baba ukuba umthumele endlini kababa ngoba ngilaba fowethu abahlanu ukuze abaxwayise funa labo benze kulindawo yokuhlupheka kodwa uAbrahama wathi balo Mose labaprofeti kabezwe bona sona sathi athi baba Abraham kodwa uba kusuka omunye kwabafileyo aye kibo baza kuphenduka wathi kuso uba bengalaleli uMose labaprofeti bangeke bavume loba kuvuka omunye kwabafileyo
uluka isahluko sechumi lasikhombisa uJesu wasesithi kubafundi bakhe
kungaze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulowo ezivela ngaye kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaqo entanyeni yakhe aphosele olwandle kulokuba akhubekise abe munye kulaba abancinyane xwayani lina uba umfo wenu esona mkhuze uba ephenduka mthethelele loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku abuye kuwe kasikhombisa esithi ngiyaphenduka umele ukumthethelela
abapostoli basebesithi enkosini
yandisa ukukholwa kwethu
inkosi yathi
uba belilokukholwa okungangohlamvu lwemustard belingatsho kulesi sihlahla ukuthi quphuka ugqumekeke olwandle besiza kulilalela nguphi kini olenceku elimayo ingabe eyalusayo othi kiyo ibuya ivela egangeni sondela masinyane uhlale phansi udle na kodwa kazukutsho yini kuyo ukuthi ngilungisela ukudla uzibophe ungiphakele ngize ngidle nginathe andubana udle unathe wena na uyayibonga yini inceku ngoba yenzile ekulayiweyo na kunjalo ke lana nxa selikwenzile konke elikulayiweyo kalibokuthi kasizinceku zalutho ngoba senze lokhu ebesifanele ukukwenza
wathi esahamba esiya eJerusalema wadabula phakathi kweSamaria leGalili esangena emzaneni othile wahlangabezwa ngabantu abalishumi abalobulephero abemakhatshana baphakamisa amazwi abo besithi
Nkosi Jesu sihawukele
uthe ebabona wathi kiwo
hambani liyeziveza kuba priest
wathi besahamba bahlanjululwa omunye wabo esebonile ukuthi usilisiwe wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga wayengumSamaria kodwa uJesu wathi
kakuhlanjululwanga abalishumi na bangaphi pho abafica munwe munye na kakho lo yedwa yini obengabuya ukunika uNkulunkulu udumo kuphela lo owezizweni na
wasesithi kuye
sukuma uhambe ukukholwa kwakho kusilisile
wathi ebuzwa ngabafarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uza kufika nini wabaphendula wathi
umbuso kaNkulunkulu kawufiki ubonwa ngamehlo njalo kabayi kutsho ukuthi khangelani nanku ingabe ukuthi nankuya ngoba impela umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu
wasesithi kubafundi bakhe
kuza kufika insuku lapho eliza kufisa ukubona lube lunye lwensuku zendodana yomuntu kodwa kaliyikulubona baza kuthi kini khangelani nanguya khangelani nanku lingayi lingabalandele ngoba njengombani nxa uphazima ukhanyisa zonke indawo zomkhathi iza kuba njalo indodana yomuntu osukwini lwayo kodwa kuqala imele ihlupheke kakhulu ilahlwe yilesi sizukulwane njengoba kwakunjalo ensukwini zikaNowa kuza kuba njalo lasensukwini zendodana yomuntu babesidla benatha bethatha besendiswa kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkolweni kwafika uzamcolo wababhubhisa bonke ngokunjalo njengoba kwenzeka ensukwini zikaLothe babesidla benatha bethenga, bedengisa, behlanyela besaka. Kodwa ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma lana umlilo ovela ezulwini, wababhubhisa bonke. Kuza kuba njalo ngosuku ezakwambulwa ngalo indodana yomuntu. Ngalolo suku lo ophezu kwendlu, lempahla zakhe ezisendlini, angehli ukuyazithatha, njalo lo sensimini angabuyeli emuva. Khumbulani umkaLoti. Ofuna ukuzuza ukusila kwakhe kuza kumlahlekela, kodwa olahlekelwa ukusila kwakhe uza kukulondoloza. Ngithi kimi, ngalobo busuku kuza kuba khona ababili belele ndawonye, omunye asuswe nomunye achiwe. Kuza kuba khona abesifazana ababili becola ndawonye, omunye asuswe nomunye asale. Kuza kuba khona ababili ensimini, omunye asuswe omunye achiwe.
Base besithi kuye,
ngaphi inkosi?
Wathi kibo,
lapho kukhona isidumbu kulapho amanqe aza kubuthana khona.
Uluka isahluko sechumi lafica minwe mbili. Wabatshela umfanekiso wokuthi bafanele ukukhuleka bengadinwa. Wathi,
kwakukhona emzini othile umthonisisi owayengesabi uNkulunkulu, engakhathaleli muntu. Kwakukhona futhi kulowo muzi umfelokwazi othile owayelokhu efika kuwe esithi, akungisize esitheni sami. Kwaba yisikhathi elokhu engavumi, kodwa ngasemuva wanakana wathi, lanxa mina ngingamesabi uNkulunkulu, ngingakhathaleli muntu, kodwa ngoba lumfelokwazi engikhathaza njalo, ngiza kumlwela funa angidinise ngokuza kwakhe futhi futhi.
Inkosi yasisithi,
ake lizwe okuchiyo umthonisisi ongalunganga. UNkulunkulu kaye kubalwela abakhethiwe bakhe yini abakhala kuye emini lasebusuku na? Uza kuphuza ukubasiza na? Ngithi kini, uza kubalwela masinyane. Kodwa ke nxa indodana yomuntu ifika, iza kufumana ukukholwa emhlabeni na?
Wasekhuluma lumfanekiso kwabathile ababezithemba ukuthi balungile, bedelela abanye wathi,
abantu ababili bakhuphukela etempelini ukuyakhuleka, omunye engumfarisi lomunye engumthelisi. Umfarisi wema wazikhulekela ngokuthi, Nkulunkulu, ngiyakubonga ngoba kanginjengabanye abantu abaphangi labangalunganga lezifebe, lanjengalo umthelisi. Mina ngizila ukudla kabili ngeviki, nginikela okwechumi kukho konke engilakho. Kodwa umthelisi emikhatshana wayengathandi lokuphakamisela amehlo akhe ngasezulwini, kodwa wachaya isifuba sakhe esithi, Nkulunkulu, akungihawukele mina sona. Ngithi kini, lomuntu wehlela endlini yakhe elungisisiwe emehlweni kaNkulunkulu kulalowo omunye, ngoba ilowo nalowo oziphakamisayo uza kuthotshiswa, kodwa ozithobayo uza kuphakanyiswa.
Baletha kuye abantwana ukuba abaphathe, kodwa abafundi bekubona babakhuza. UJesu wababizela kuye wathi,
bavumeleni abantwana beze kimi, lingabanqabeli, ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanje. Ngiqinisile ngithi kini, ilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angene kuwo.
Umbusi othile wasembuza esithi,
Fundisi olungileyo, ngizakwenzani ukuze ngidle ilifa lokuphila okungapheliyo na?
Kodwa uJesu wathi kuye,
ungibizelani ngokuthi ngingolungileyo na? Gakho olungileyo munye kuphela, uNkulunkulu. Uyayazi imlayo ethi, ungafebi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, hlonipha uyihlo lonyoko.
Yena wathi,
konke lokhu ngikwenzile kusukela ebutheni bami.
UJesu ekuzwa lokhu wathi kuye,
usaswele ulutho lunye, thengisa konke olakho, wabele abayanga, kungkhona uza kuba lenotho ezulwini, uze ungilandele.
Kodwa yena ekuzwa lokhu wadana, ngoba wayenothile kakhulu. UJesu embona wathi,
kulukhuni kangakanani kulabo abanothileyo ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kulokuba umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu.
Abakuzwayo basebesithi,
pho kungasiliswa bani na?
Kodwa yena wathi,
okungenzekiyo ebantwini kuyenzeka kuNkulunkulu.
UPetro wasesithi,
khangela, thina sichiye imizi yethu sakulandela.
UJesu wathi kibo,
ngiqinisile ngithi kini, gakho umuntu ochiye indlu ingabe umngaki labafowa labazali labantwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu ongayikwamukeliswa okuphindwe kanengi kulesi sikhathi lesikhathini esizayo ukuphila okungapheliyo.
Wasethatha abalichumi lambili wathi kibo,
khathesi senyukela eJerusalema, konke okulotshiwe ngabaprofeti ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka, ngoba iza kunikelwa kwabezizwe, iyangiswa ithukwe, ikhafulelwe ngamade, bayitshaye bayibulale, kodwa ngosuku lwesithathu iza kuvuka.
Kodwa bona kabawaqedisisanga lawo mazwi, lali inkulumo yayifihlakele kibo, kabakuqedisisanga okuthiwoyo. Wathi esesondela eJericho, isipofu esithile sasihlezi siphanza ngasendleleni, sisizwa ixuku lidlula, sabuza ukuthi kuyini lokho. Basitshela bathi,
uJesu waseNazaretha uyadlula.
Sammemeza sathi,
Jesu, ndodana kaDavida, akungihawukele.
Ababehamba ngaphambili basikhuza bathi kasithule, kodwa kwabangikhona simemeza kakhulu sisithi,
ndodana kaDavida, akungihawukele.
UJesu wemake walaya ukuba silethwe kuye. Sesisondele wasibuza esithi,
ufuna ukuba ngikwenzeleni na?
Sathi,
Nkosi, ukuba ngibone.
UJesu wathi kuso,
bona, ukukholwa kwakho ukusilisile.
Sahle sabona khona lapho, samlandela sidumisa uNkulunkulu. Labantu bonke bekubona badumisa uNkulunkulu. Uluka isahluko sechumi lafica munwe munye. Wangena eJericho, wadabula phakathi kwalo. Kwakukhona lapho umuntu othiwa nguZakhewu, owayengumthelisi omkhulu enothile. Wafuna ukubona ukuba uJesu unjani. Wehluleka ngenxa yexulu, ngoba wayemfitshane. Wagijimela ngaphambili, wakhwela emkhiweni ukuba ambone, ngoba wayeza kudlula khona lapho. Wathi uJesu efika kuleyo ndawo wakhangela phezulu, wathi,
Zakhewu, yehla ngokuphangisa, ngoba namhla ngimele ukuhlala endlini yakho.
Waphangisa wehla, wamamukela ngokuthokoza. Kuthe bekubona, basola besithi,
wethekelele indoda eyisoni.
Kodwa uZakhewu wasukuma, wathi enkosini,
khangela, Nkosi, ngiyabapha abayanga ingxenye yempahla yami, kuthi uba ngimthathele umuntu ulutho ngobugqili, ngilubuyisele luphindwe kane.
UJesu wathi kuye,
lamhla ukusiliswa kufikile kulindlu, ngoba laye uyindodana kaAbrahama, ngoba indodana yomuntu ize ukufuna lokusilisa okulahlekileyo.
Kuthe ukuba bakuzwe lokho, wasebatshela umfanekiso, ngoba wayeseduze leJerusalema langoba babesithi umbuso kaNkulunkulu uza kubonakala masinyane. Wasesithi ke,
umuntu othile oyisikhulu waya elizweni elikhatshana ukwamukela umbuso, aphinde abuye. Wasebiza inceku zakhe ezilijumi, wanika leyo laleyo idola elilodwa, wathi kuzo, sebenzisani limali ngize ngibuye. Kodwa abantu bomuzi wakhe babemzonda, bathumela amanxusa emva kwakhe besithi, kasithande ukuba lumuntu asibuze. Kwathi esebuyile esewamukele umbuso, wathi azibizwele kuye lezo zinceku ayezinike imali ukuze aze ukuba zizuzeni ngayo. Kwezake eyokuqala yathi, Nkosi, idola lakho lizuze amadola alijumi. Wathi kuyo, kuhleke nceku elungileyo, lokhu ufunyenwe uthembekile kokuncinyane, uza kubusa imizi elijumi. Kwase kusiza esibili yathi, Nkosi, idola lakho lizuze amadola amahlanu. Wathi kuyo, lawe uza kubusa imizi emihlanu. Kwase kusiza enye isithi, Nkosi, Nanti idola lakho engaligoqela ngelembu ngalilondoloza. Bengikwesaba ngoba ungumuntu olukhuni. Uthatha lokho obungakubekanga, uvune ongakuhlanyelanga. Wathi kuyo, Nceku embi, ngizakukulahla ngamazwi aphuma emlonyeni wakho. Ubusazi ukuba ngingumuntu olukhuni. Ngithatha lokho engingakubekanga, ngivune engingakuhlanyelanga. Kungani ungafakanga imali yami ebhanga na? Kuthi ke ekufikeni kwami ngiyithathe lenzalo yayo. Wasesithi kulabo ababemi khona, mamukeni idola, lilinike lo olejumi. Kodwa bathi kuye, Nkosi, lo ulejumi. Ngithi kini, ilo lalo alakho uza kuphiwa, kodwa lo ongelakho uza kwamukwa lalokho alakho. Kodwa lezo zita zami ebe zingathandi ukuba ngizibuze, zileteni lapha lizibulale phambi kwami.
Esechilo lokhu waqhubekela phambili, esenyukela eJerusalema, wathi esondela eBethfage laseBethani lasentabeni ethiwa iOlivet, wathuma ababili kubafundi bakhe, esithi,
Hambani liye emzaneni okhangelene lani, lizakuthi lisangena nje, lifumane ithole likababhemi likhulekiwe. Okungazanga kuhlale kulo umuntu, lilikhulule, lililethe lapha. Uba umuntu elibuza esithi, lilikhululelani na, lizakusho lokhu ukuthi inkosi iyalifuna.
Bahamba-ke labo ababethunyiwe, bafumana njengokutshelwa kwabo. Kuthe besalikhulula ithole, abaninilo bathi kibo,
lilikhululelani ithole na?
Bona bathi,
inkosi iyalifuna.
Balileta ithole kuJesu, babeka ingubo zabo phezu kwalo, bamkhweza uJesu kulo. Esahamba, bendlala ingubo zabo endleleni. Wathi esesondela ekwehleni kwentaba ethiwa iOlivet, ixuku lonke labafundi laqala ukuthokoza lokumdumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu ngemisebenzi yonke yamandla eliyibonileyo, lisithi,
Ubusisiwe umbusi ozayo ebizweni leNkosi, ukuthula ezulwini lenkazimulo kweliphezulu.
Abanye babaFarisi ababesexukwini bathi kuye,
Mfundisi, khuza abafundi bakho.
Waphendula wathi,
Ngithi kini, uba bethula la, amatshe uqobo lwawo aza kumemeza.
Wathi esondela, ewubona umuzi, wawukhalela esithi,
Kungathi ngabe wazile lawe ngalolu suku izinto eziletha ukuthula. Kodwa ke zifihlakele emehlweni akho, ngoba uza kwehlelwa zinsuku lapho izitha zakho zizakwakhela umthangala, zikuzingelezele, zikuvimbele inxa zonke, zikusakaze phansi wena labantwana abaphakathi kwakho, zingatshiyi ilitshe lelilodwa phezu kwelinye phakathi kwakho, ngoba ungasazanga isikhathi sokuhanjelwa kwakho.
Wangena ethempelini, waqala ukuxotsha abathengisayo, esithi kibo,
Kulotshiwe ukuthi indlu yami izakuba yindlu yokukhuleka, kodwa lina liyenzile ubhalo lwabaphambi.
Wayefundisa ethempelini insuku zonke, kodwa abapristi abakhulu lababhali lezikhulu zesizwe bathanda ukumbulala. Kodwa abehluleka ukuba bangenza njani, ngoba abantu bonke banamathela kuye belalela amazwi akhe. ULuka isahluko samachumi amabili. Wathi ngolunye usuku efundisa ethempelini, eshumayela ivangeli, wafika abapristi abakhulu lababhali labadala, bathi kuye,
Sitshele ukuba izinto lezi uzenza ngawaphi amandla. Ingabe ngubani okunike lamandla na?
Wabaphendula wathi,
Lami ngiza kulibuza, ake lingitshele. Ubhaphathizo lukaJohane lwavela ezulwini ingabe ebantwini na?
Bakhulumisana bodwa besithi,
Uba sisithi lwavela ezulwini, uza kuthi kalikholwanga kuye ngani na? Kodwa uba sisithi lwavela ebantwini, abantu bonke baza kusikhanda ngamatshe, ngoba bakholiwe ukuthi uJohane wayengumprofeti.
Basebemphendula ngokuthi kabazi lapho lwavela khona. UJesu wasesithi kibo,
Lami ke ngilitshele ukuthi ngeza lezi zinto ngawapi amandla.
Waseqala ukutshela abantu lomfanekiso esithi
umuntu wahlangela isivini, wasiqhathisa kubalimi, waya kwelinye ilizwe isikhathi eside. Kwathi ngesikhathi esifaneleyo wathuma inceku kubalimi ukuba bayinike okunye kwezithelo zesivini. Kodwa abalimi bayitshaya, bayibuyisela ize. Wathuma enye, layo bayitshaya, bayiphatha kubi, bayibuyisela ize. Wasephinda ethuma lesithathu, leyo bayilimaza, bayiphosela ngaphandle. Ngakho umnini sivini wathi, ngiza kwenza njani na? Ngiza kuthuma indodana yami ethandekayo, mhlawumbe yona baza kuyihlonipha. Kodwa kwathi abalimi beyibona bakhulumisana besithi, le yindlalifa, asiyibulale ukuze ilifa libe ngeletho. Bayiphosela ngaphandle, bayibulale. Kambe uza kwenza njani umnini sivini na? Uza kuza ababhubhise labo balimi, anikele isivini kwabanye.
Bekuzwa lokhu bathi,
phinde.
Kodwa wabakhangela wathi,
pho, kutsho ukuthini lokhu okulotshiweyo kokuthi ilitshe elaliwayo wabakhi yilo eseliyinhloko yengozi? Yilowo lalowo owela phezu kwalelo litshe uza kuphahlazeka, kodwa lowo eliwela phezu kwakhe liza kumchoboza.
Ababhali labapristi abakhulu bafuna ukumbamba khona lapho, kodwa besaba abantu ngoba babona ukuthi wayekhuluma lumfanekiso ngabo. Base bemqaphela, bethumela inhloli ezizishaya abantu abalungileyo ukuba bamthiye ekukhulumeni kwakhe ukuze bamnikele emandleni ombusi. Bambuzake besithi,
Mfundisi, siyazi ukuthi wena ukhuluma ufundise ngokuqondileyo, kawukhathaleli muntu, kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso. Kuvunyelwe yini ukuba sithele kuKhesari ingabe athi na?
Kodwa wabubona ubuqili babo wathi kibo,
ngitshengisani imali, ilo mfanekiso lombhalo kabani na?
Bathi,
okaKhesari.
Wathi kubo,
nikeni uKhesari izinto zikaKhesari, lo Nkulunkulu izinto zikaNkulunkulu.
Bahluleka ukumbamba ngamazwi akhe phambi kwabantu, bamangaliswa yikuphendula kwakhe, bathula. Kwase kusiza kuye abathile kubasadusi abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo, bambuza besithi,
Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uba umfo wabo womuntu esifa achiye umkakhe engachiye abantwana, umfo wabo kamngene umfazi amvusele inzalo umfo wabo. Kwakulezela mani ezisikhombisa. Okuqala wathatha umfazi, wafa engelabantwana. Lowesibili kwaba njalo. Lowesithathu wamthatha kwaba njalo. Kwaba njalo ke kwaba isikhombisa, bafa bengachiyanga abantwana. Ekugcineni wafa lomfazi. Ngakho ke ekuvukeni kwabafileyo owesifazana lo uza kuba ngumfazi wawuphi kibo? Ngoba abayisikhombisa babelaye engumkabo na?
UJesu wathi kibo,
abantwana balesi sikhathi bayathatha bendiswa, kodwa labo okuthiwa bafanele ukufinyelela kuleso sikhathi lasekuvukeni kwabafileyo kabathathani kabendiswa, ngoba bangephinde bafe banjengezithunywa zasezulwini, bangabantwana bakaNkulunkulu, bahlanganyela ekuvukeni kwabafileyo. Kodwa mayelana lokuvuswa kwabafileyo, uMose wakubonakalisa endabeni yesihlahla, lapho eyibiza inkosi ngokuthi nguNkulunkulu ka-Abraham, loNkulunkulu ka-Isaka, loNkulunkulu kaJakobe. UNkulunkulu kasuye uNkulunkulu wabafileyo, kodwa ungowabaphilayo, wabonke baphilela yena.
Abathile bababhali baphendula bathi,
Mfundisi, ukhulume kuhle.
Ngoba kabasaphindanga ukumbuza imibuzo, wasesithi kubo,
batsho kanjani ukuthi uKristu uyindodana kaDavida na? Ngoba uDavida uqobo lwakhe uthi encwadini yamaHubo, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisicapha senyawo zakho. Uba uDavida embiza ngokuthi yinkosi, pho uyindodana yakhe kanjani na?
Besalalele abantu bonke, wathi kubafundi bakhe.
Xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe ingubo ezinde. Bethanda ukubingelelwa emidangeni lezihlalo ezingaphambili emasinagogeni, lezindawo ezinkulu ekudleni. Abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba baza kwamukeliswa ukulahlwa okukhulu.
Uluka isahluko samachumi amabili lanye. Wathi uJesu ekhangela, wabona abanothileyo bephosela iminikelo yabo esitsheni somnikelo. Wabona lomfelokazi ongumyanga ephosela inhlamvana ezimbili zemali. Wathi,
ngiqinisile ngithi kini, lomfelokazi ongumyanga uphoselwe okunenki kulabo bonke. Ngoba bonke laba baphosela ngokunotha kwabo. Kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho abesila ngakho.
Besakhuluma abanye ngetempeli ukuthi liceciswe ngamatshe amahle langezipho, wathi kibo,
kuza kufika insuku lapho kungayi kuthiwa kulokhu elikubonayo ilitshe phezu kwelinye elingayi kudilizelwa phansi.
Basebembuza besithi,
Mfundisi, lokho kuza kuba nini na? Lesibonakaliso siza kuba yini lapho sekuza kwenzeka lokhu na?
Wathi,
qaphelani ukuba lingaduhiswa, ngoba abanengi baza kuza ebizweni lami besithi nginguye, bathi futhi isikhathi sesisondele. Lingabalandeli. Nxa lisizwa ngezimpi langeziphithiphithi lingethuki, ngoba lokhu kumele ukuba kwenzeke kuqala, kodwa ukuphela kakuyi kufika masinyane.
Wasesithi kubo,
isizwe siza kuvukela isizwe, lo mbuso uvukele umbuso. Kuza kuba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu indawo ngendawo, kube khona lendlala lemkhuhlane, lezinto ezesabekayo lezibonakaliso ezivela ezulwini. Kodwa ngaphambi kwakho konke lokhu, baza kulibamba balizingele balinikele emasinagogeni lasezintolongweni, balise phambi kwamakhosi lababusi ngenxa yebizo lami. Lokhu kuza kuba lithuba elihle kini lokuba lifakaze. Ngakho kubekeni engqondweni zenu ukuba linganakani ngaphambili ukuba liza kuziphendulela kanjani. Ngoba mina ngiza kulinika umlomo lokuhlakanipha, abangemelane lakho bakuphike bonke abayizitha zenu. Liza kunikelwa langabazali labafowenu lezihlobo zenu labangane benu. Abanye benu baza kubulawa yibo. Liza kuzondwa yibo bonke ngenxa yebizo lami. Kodwa kakuyi kulahleka lolulodwa lwenwele zekhanda le. Ngokubambelela kwenu liza kuzuza ukuphila kwenu. Nxa libona iJerusalema lihanqwe izinto, yazini ukuthi sekusondele ukuchitheka kwalo. Ngakho ke abaseJudiya kababalekele ezintabeni, labaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni bangangeni kulo, ngoba lezi zisuku zemphindiselo ukuze kugcwaliseke imibhalo. Maye kwabakhulelweyo lababunyisayo ngalezo nsuku, ngoba kuza kuba khona ukuhlupheka okukhulu emhlabeni lolaka kulesi sizwe. Baza kuwa bedliwa ngumkhonto, bathunjelwe ezizweni zonke, leJerusalema linyathelwe phansi ngabezizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi zabezizwe. Kuza kuba khona isibonakaliso elangeni lasenyangeni lasezinkanyezini, lasemhlabeni usizi luza kwehlela izizwe. Zidideke kakhulu ngenxa yokuduma kolwandle lamaviqo. Abantu baphele amandla ngenxa yokwesaba langenxa yokubona lokho okuzayo emhlabeni, ngoba amandla ezulu aza kuzanyazanyiswa. Kube ngikhona beza kuyibona indodana yomuntu isiza eyezini, ilamandla lenkazimulo enkulu. Nxa kuqala ukwenzeka lezi zinto, lulamani liphakamise amakhanda enu, ngoba kusondele ukukhululwa kwenu.
Wasebatshela umfanekiso esithi,
khangelani umkhiwa lazo zonke izihlahla, nxa sezihluma liyazibonela lani likwazi ukuthi ihlobo selisondele. Kunjalo ke nxa libona lezi zinto zisenzeka, yazini ukuthi umbuso kaNkulunkulu useduze. Ngiqinisile ngithi kini,
lesi sizukulwana kasiyikudlula kungakwenzeki konke lokho. Kuza kudlula izulu lomhlaba, kodwa amazwi ami kawasoze adlula. Xoyani ukuba inhliziyo zenu zingabi buthundu ngenxa yokuminza nangokudakwa, lokuphisekela izinto zalokhu kusila. Lolo suku luhle lulijume njengomjibila lingananzelele, ngoba luza kwehla ngokunjalo phezu kwabo bonke abakhileyo emhlabeni wonke. Ngakho ke lindani ngezikhathi zonke, likhuleke ukuba libe namandla okuphepha zonke lezi zinto eziza kwenzeka lawokuma phambi kwendodana yomuntu.
Wayefundisa ethempelini emini, kodwa kusihlwa wayephuma ayilala entabeni ethiwa iOlivet. Ekuseni abantu bonke babesiza kuye ethempelini ukumuzwa. Uluka isahluko samachumi amabili lambili. Wasondela umkhosi wesinkwa esingelamvubelo othiwa iPhasika. Abapristi abakhulu lababhali bafuna ukuba bangambulala kanjani uJesu besaba abantu. USathane wasengena kuJudasi othiwa nguIskariyoti owayengomunye wabalishumi lambili. Wasuka wayakhuluma labapristi abakhulu lezinduna ngokuthi angamnikela kanjani kubo. Bathokoza, bathembisa ukumnika imali. Yena wasevuma, wafuna ithuba elihle lokumnikela kibo lingekho ixuku. Lwafika usuku lwesinkwa esingelamvubelo ababehlaba ngalo iwundlu lePhasika. UJesu wathuma uPetro loJohane esithi,
"Hambani liye ukusilungisela iPhasika ukuba sidle."
Bathi kuye,
"Uthanda ukuba sikulungiselele ngapi na?"
Wathi kibo,
"Khangelani, kuza kuthi selingenile emzini lihlangane lendoda ithwele imbiza yamanzi. Liyilandele, liye endlini eza kungena kuyo. Liza kuthi kumnini indlu, uthi umfundisi kuwe, ingapi indlu lapho ngingadlela khona iPhasika labafundi bami na? Yena uza kulitshengisa indlu enkulu ephezulu, eyendlelweyo lisilungisele khona."
Bahamba ke bafumana njengokutsho kwakhe kubo, balungisela iPhasika. Wathi sesifikile isikhathi, wahlala ekudleni labapostoli babelayo, wasesithi kubo,
"Ngifisile kakhulu ukudla lani leli Phasika ngingakahlupheki, ngoba ngithi kini kangisayi kulidla futhi lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu."
Wasethatha inkezo, esebongile wathi,
"Thathani lokhu labelani, ngoba ngithi kini kusukela khathesi nje kangisayi kunatha okwesithelo sevini kuze kufike umbuso kaNkulunkulu."
Wathatha isinkwa, esebongile wasihlephuna, wabanika esithi,
"Lokhu kungumzimba wami owanikelelwa lini, yenzani lokhu ukuba lingikhumbule."
Ngokunjalo wathatha lenkezo emva kokudla esithi,
"Inkezo le yisivumelwana esitsha egazini lami elithululelwa lini, kodwa khangelani isandla songinikelayo silami ekudleni, ngoba indodana yomuntu ihamba njengokumiswe, kodwa maye kulowo muntu enikelwa nguye."
Base beqala ukubuzana ukuthi kungaba ngubani kibo ozakwenza lokho. Kwavela ukuphikisana phakathi kwabo okokuthi nguphi kibo ongathiwa ngomkhulu. Wasesithi kibo,
"Amakhosi abezizwe azibusa izizwe ngokulukhulu, leziphatha amandla zazo zithiwa ngabenza okuhle. Kodwa kungabi njalo kini, omkhulu phakathi kwenu kabe njengomncinyane, lo ngumkhokheli kabe njengomlandeli. Ngoba nguwuphi omkhulu, lo ohlezi ekudleni ingabe lo ophakululayo na? Kasi lo ohlezi ekudleni na? Kodwa mina ngiphakathi kwenu njengaye ophakululayo. Lani-ke lingababambelele kimi ekulingweni kwami. Lanjengoba ubaba engimisele umbuso, lami ngilimisele ukuba lidle, linathe etafuleni yami, embusweni wami, lokuba lihlale ezihlalweni zobukhosi, lithonisise izizwe ezilichumi lambili zako-Israyeli. Simon, Simon, khangela, uSathane wacela ukuba alihlungule njengamabele. Kodwa mina ngikukhulekele ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. Wena-ke, Nxa usiphendukile, uqinise abazalwane bakho.
Wathi kuye,
Nkosi, ngilungele ukuya lawe entolongweni lasekufeni.
Yena wathi,
Ngiyakutshela, Petro, iqhude kaliyikukhala namhlanje ungakangilanduli kathathu ukuthi kawungazi.
Wasesithi kubo,
Mhla ngilithuma lingelamxhaka, lasikhwama, lamanyathelo, laswela ulutho na?
Bathi,
Kasiswelanga lutho.
Wasesithi,
Kodwa khathesi lo olomxhaka kawuthathe, lesikhwama futhi, lalo oswele umhedla athengise ingubo yakhe awuthenge. Ngoba ngithi kini, kumele kugcwaliseke lumbhalo ngami wokuthi wabala kanye lezono. Ngoba okuqondene lami kulokugcwalisekwa kwakho.
Base besithi,
Nkosi, khangela, nansi imihedla emibili.
Wathi kibo,
Kwanele.
Wasephuma, waya entabeni ethiwa iOliveti njengokujwayela kwakhe. Labafundi bakhe bamlandela. Esefikile khona wathi kibo,
Khulekani ukuba lingangeni ekulingweni.
Wamonyuka kibo okungaba libanga lokuphosa ilitshe, waguqa phansi, wakhuleka esithi,
Baba, uba uthanda, susa linkezo kimi, kodwa ke kungenziwa intando yakho, kodwa kwenziwe eyakho.
Wabonakala kuye isithunywa esivela ezulwini, simqinisa. Eso sizini olunzima wakhuleka kakhulu, izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi. Athontela emhlabathini. Esesukile ekukhulekeni weza kubafundi bakhe, wabafumana belele ngenxa yokudabuka. Wathi kibo,
Lilaleleni na, vukani likhuleke ukuba lingangeni ekulingweni.
Wathi esakhuluma, kwafika ixuku loJudasi omunye wabalishumi lambili elikhokhele. Wasondela kuJesu, wamanga. Kodwa uJesu wathi kuye,
Judas, uyayinikela indodana yomuntu ngokuyanga na?
Wathi labo ababengakuye sebebona okuza kwenzeka, bathi,
Nkosi, sigadle ngomkhedla na?
Omunye wabo wagadla inceku yomphristi omkhulu, waquma indlebe yayo yokunene. Kodwa uJesu wathi,
Musani bo, kwanele.
Wasethinta indlebe yayo, wayisilisa. UJesu wasesithi kubaphristi abakhulu, lezinduna zethempeli nabadala ababeze kuye,
Liphumile liphethe imihedla lezinduku kungathi lilande umphangi na? Bengilani isuku ngensuku ethempelini ngalingibambanga, kodwa lesi yisikhathi senu lesamandla omnyama.
Sebembambile, bamqhuba bamusa endlini yomphristi omkhulu. UPetro walandela ekhatshana. Sebebasile umlilo phakathi kweguma, bahlala phansi ndawonye, noPetro wahlala phakathi kwabo. Intombazana ethile imbona ehlezi ekukhanyeni komlilo, yamjolozela yathi,
Lo muntu laye ube laye.
Kodwa walandula wathi,
Ntombazana, kangimazi.
Ngemva kwesikhatshana omunye wambona wathi,
Lawe ungomunye wabo.
Kodwa uPetro wathi,
Ndoda, kangisuye.
Sekudlule i-hour engabanye, omunye futhi waqinisa esithi,
Impela laye ubelaye, ngoba futhi ungowaseGalile.
Kodwa uPetro wathi,
Ndoda, kangazi ukuthi uthi.
Lahle lakhala iqhude esakhuluma. INkosi yasiphendula, yamkhangela uPetro. UPetro walikhumbula ilizwi leNkosi njengokuba yathi kuye,
Iqhude lingakakhali namhlanje, uzakungilandula kathathu.
Waphumela ngaphandle, wakhala kakhulu. Amadoda ayembambile uJesu amenza inhlekisa, amshaya, amembesa ubuso athi kuye,
Profeta, ngubani okutshayileyo na?
Akhuluma lokunye okunengi emthuka. Wathi sekusile, kwabuthana umhlangano wabadala babantu labaphristi abakhulu lababhali. Bamusa emphakathini wabo bathi,
Uba unguKristu, sitshele.
Wasesithi kibo,
Uba ngilitshela, kalisoze likholwa. Loba ngilibuza, kalisoze liphendule. kodwa kusukela khathesi nje indodana yomuntu izakuhlala ngakwesokunene samandla kaNkulunkulu.
Base besithi bonke,
kanti uyindodana kaNkulunkulu na?
Wathi kubo,
kutsho lina.
Base besithi,
pho sisafunelani obunye ubufakazi na? Ngoba sesizwele uqobo lwethu ngomlomo wakhe.
Uluka isahluko samachumi amabili lantathu. Kwase kusuka ixuku lonke lamusa kuPilato, waqala ukumangalela besithi,
simfumene lo muntu eduhisa isizwe sakithi, esalela ukuthela kuKesari, esithi nguye onguKristu inkosi.
UPilato wambuza wathi,
wena uyinkosi yabaJuda na?
Wamphendula wathi,
kutsho wena.
Wasesithi uPilato kubapristi abakhulu lemaxukwini,
kangifumani cala kulumuntu.
Kodwa baqinisa besithi,
uvusa abantu efundisa kulo lonke elaseJudiya, waqala kwelaseGalili waze wafika lapha.
UPilato ekuzwa lokhu wabuza ukuba lumuntu ungowaseGalili yini. Wathi esezwile ukuthi ungombuso kaHerodi, wamthumela kuHerodi owayekhona laye eJerusalema ngaleso sikhathi. Wathi uHerodi embona uJesu wathokoza kakhulu, ngoba kwase kukade efisa ukumbona. Ebezwile ngaye wayethemba ukuthi uza kubona isibonakaliso sisenziwa nguye. Wambuza amazwi amaningi, kodwa yena akaphendulanga lutho. Abapristi abakhulu lababhali babemi bemangalela ngamandla. UHerodi lamabutho akhe bamyangisa, bamenza inhlekisa, basebemembathisa ingubo enhle bambuyisela kuPilato. Ngalolo suku uHerodi loPilato bathandana, ngoba ngaphambi kwalokhu kwakukhona ukungezwani phakathi kwabo. UPilato wasebabizela ndawonye abapristi abakhulu nababusi babantu, wathi kibo,
limlethile kimi lumuntu ngokungathi ungoduhisa abantu. Khangelani, ngimhlolile phambi kwenu, kodwa kangifumananga cala ngalezi zinto elimangalela ngazo. Kunjalo lo Herodi laye ngoba umbuyisile yithi, impela akenzanga lutho afanele ukufa ngalo. Ngakho-ke ngiza kumtshaya ngimkhulule.
Kwakufanele ukuba abakhululele abe munye ngesikhathi somkhosi. Bamemeza bonke kanye-kanye besithi,
suse lumuntu usikhululele uBarabhasi.
Yena wayefakwe entolongweni ngenxa yesiphithiphithi sokuvukela umbuso esenzeka phakathi komuzi nangenxa yokubulala. UPilato wabuye wakhuluma labo efuna ukumkhulula uJesu, kodwa bamemeza besithi,
mletheni, mletheni.
Wasesithi kibo ngokwesithathu,
ngani, wenze ububi bani na? Kangifumananga kuye icala afanele ukufa ngalo. Ngakho-ke ngiza kumtshaya ngimkhulule.
Kodwa bamncindezela ukumemeza befuna ukuba abethelwe. Ukumemeza kwabo kwaphumelela. UPilato waseqhuma ukuba kwenziwe abakufunayo. Wasemkhulula lo ababemcelile owayefakwe entolongweni ngenxa yesiphithiphithi sokuvukela umbuso lokubulala. Kodwa uJesu wamnikela kibo njengokuthanda kwabo. Wathi behamba laye, babamba uSimoni waseKurene owayevela emaphandleni, bamethwesa isiphambano ukuba asithwale emva kukaJesu. Bamlandela ixuku elikhulu labantu. Kwakukhona labesifazana ababemkhalela bemlilela. Kodwa uJesu ephendukela kubo wathi,
madodakazi aseJerusalema, lingangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni lina labantwana benu, ngoba khangelani, ziyeza insuku abaza kutsho ngazo ukuthi zibusisiwe inyumba lezizalo ezingazalanga, lamabele angamunyisanga. Baza kuqalisa ukuthi ezintabeni, welani phezu kwethu, lemaqaqeni ukuthi sisibekelene. Ngoba uba besenza lokhu esihlahleni esimanzi, baza kwenza njani kwesomileyo na?
Kwakukhona labanye abaphangi ababili abesiwa ukuba babulawe kanye laye. Sebefikile endaweni ethiwa uKhakhayi, bambethela khona kanye labaphangi, omunye ngakwesokunene lomunye ngakwesokhohlo. UJesu wasesithi,
Baba, bathethelele ngoba kabakwazi abakwenzayo.
Babelana ingubo zakhe, benza inkatho ngazo. Abantu bema bembukela, kodwa ababusi bamklolodela besithi,
wasilisa abanye, kazisilise yena, uba enguKristu okhethiwe kaNkulunkulu.
Labebutho bamenza inhlekisa, beza kuye bamnika iwayini elimunyu besithi,
uba uyinkosi yabajuda, zisilise wena.
Kwakukhona lo mbhalo ngaphezu kwakhe wokuthi, lo yinkosi yabajuda. Njalo lomunye wabaphangi ababephanyekwe kanye layo wamthuka esithi,
wena kawusuye uKristu na, zisilise kanye lathi.
Kodwa omunye wamkhuza esithi,
wena kawumesabi uNkulunkulu, lokhu lawe ukulokhu kulahlwa na? Thina kambe kusifanele, ngoba samukela umvuzo olingene ukwenza kwethu, kodwa lomuntu kenzanga lutho olubi.
Wasesithi,
Jesu, ungikhumbule xa usubuya ngobukhosi bakho.
Wathi kuye,
ngiqinisile ngithi kuwe, lamhlanje uzakuba lami eparadise.
Kwakusemini, kwaba mnyama elizweni lonke, kwaze kwaba yi-awa yesithathu ntambama. Kwafiphala ilanga, leveli letempeli ladabuka phakathi. UJesu wasememeza ngelizwi elikhulu esithi,
Baba, ezandleni zakho ngibeka umoya wami.
Esechilo lokhu wafa. Induna yekhulu isibonile lokhu okwenzekileyo yamdumisa uNkulunkulu isithi,
impela lo muntu ubengelacala.
Amaxuku wonke ayebuthene ukubukela lokho sebebonile okwenzekileyo, babuyela emakhaya betshaya izifuba zabo. Wonke abazana laye labesifazana ababemlandela bevela eGalili bemakhatshana bebona lezi zinto. Kwakukhona umuntu othiwa nguJosefa, owayelilungu lomphakathi, indoda elungileyo. Yena wayengavumelananga lecebo kanye lesenzo sabo. Wayengumuzi wabajuda othiwa iArimathiya, elindele umbuso kaNkulunkulu. Wasuka waya kuPilathu wacela isidumbu sikaJesu. Wasethula, wasigoqela ngamalembu, wasibeka elibeni elaligujwe edwaleni, okungazanga kubekwe kulo umuntu. Kwakulusuku lokulungiselela, leSabatha lase liza kuqala. Abesifazana ababeze laye bevela eGalili balandela, balibona iliba lokubekwa kwesidumbu sakhe. Base bebuyela emuva balungisa amakha lamagcobo, neSabatha baphumula njengomlayo. Oluka isahluko samachumi amabili lane. Kodwa ngosuku lokuqala lweviki emadabuka kusa, bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile. Bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni, kuthe bengena kabasifumananga isidumbu senkosi uJesu. Wathi besadidekile ngalokho, amadoda amabili ema labo embethe ingubo ezicwazimulayo. Besaba bakhangela phansi, amadoda athi kubo,
lifunelani ophilayo kwabafileyo na? Khumbulani ukukhuluma kwakhe kini eseseGalile esithi, indodana yomuntu imele ukunikelwa ezandleni zabantu abayizona, ibethelwe, ivuke ngosuku lwesithathu.
Base bewakhumbula amazwi akhe. Sebebuyile bevela elibeni, babika konke lokhu kwabalishumi lanye lakubo bonke abanye. Kwakungumariya Magdalena, loJohana, loMariya unina kaJakobe, labanye ababekanye labo babatshela abapostoli lokhu. Kodwa lawo mazwi aba njengokukhuluma okuyize kibo, kabaze bawakholwa. Kodwa uPetro wasuka, wagijimela elibeni, wakhothama, wakhangela phakathi, wabona amalembu ewodwa, wabuyela ekhaya emangele ngokwenzekileyo. Ngalona lolo suku ababili babo babehamba besiya emzini othiwa yi-Emawusi, ongaba ngamakhilomitha alitshumi kusukela eJerusalema. babe khulumisana ngazo zonke lezi zinto ezenzekileyo. Besakhulumisana bebuzana, uJesu uqobo wasondela kibo, wahamba kanye labo. Kodwa amehlo abo ayebambekile ukuba bangamazi, wase sithi kubo,
izindaba bani elikhulumisana ngazo lihamba na?
Base besima bedanile. Omunye wabo othiwa nguKleopha wamphendula wathi,
wena nguwe wedwa isihambi eJerusalema ongazaziyo izinto ezenzikileyo kulezi nsuku na?
Wathi kubo,
izinto bani na?
Bathi kuye,
ngoJesu waseNazaretha obe ngumprofethi olamandla ngemsebenzi langelizwi phambi kukaNkulunkulu lasebantwini bonke, ukuthi abapristi abakhulu lababusi bethu bamnikela ukuba agwetshelwe ukufa abethelwe. Kodwa thina besithemba ukuthi nguye obeza kukhulula u-Israyeli. Kodwa phezu kwakho konke lokhu, sekulusuku lwesithathu lezo zinto zenzakele.
Njalo abesifazana abathile basimangalisile bebeyile elibeni ebuseni, kuthe bengasifumani isidumbu sakhe. Babuya besithi babonile lombono wezithunywa ezithe uyaphila. Labathile bakithi baya elibeni, bafumana kunjalo njengokutsho wabesifazane. Kodwa yena uqobo kabambonanga.
Wasesithi kibo,
oh lina elingelakuqedisisa, elilenhliziyo ezivilaphela ukukholwa konke lokhu okwathiwa ngabaprofeti, uKristu bengamele yini ukuba ahlupheke ngalezi zinto anduba angene ebukhosini bakhe na?
Esusela kuMosi lakubo bonke abaprofeti, wabachasisela emibhalweni yonke izinto eziqondene layo. Base besondela emzini ababisiya kuwo, yena washaya kungathi udlulela phambili, kodwa bamncenga kakhulu besithi,
hlala lathi ngoba sekuza kuhlwa, le mini isiyedlule.
Wangena-ke wahlala labo. Wathi esehlezi ekudleni, wathatha isinkwa wabonga, wasihlephuna wabanika, amehlo abo avuleka basebemazi. Wanyamalala kibo, bakhulumisana besithi,
inhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma lathi endleleni lalapho esivulela imibhalo na?
Base besuka ngasona leso sikhathi babuyela eJerusalema, bafumana abalishumi lanye lababelabo bebuthene ndawonye besithi,
impela iNkosi ivukile, ibonakele kuSimoni.
Basebelandisa labo okwenzekileyo endleleni lokuthi bayazi kanjani ekuhlephuneni isinkwa. Besakhuluma lokhu, uJesu uqobo wema phakathi kwabo. Kodwa abachaywa luvalo besaba besithi babona isipuku, wasesithi kubo,
likhathazekelani, kuveleleni imibuzo enhliziyweni zenu na? Khangelani izandla zami lenyawo zami, lazi ukuthi yimi uqobo. Lingibambe libone, ngoba isipuku kasilanyama lamathambo njengoba lingibona ngilakho.
Esekuchilo lokho wabatshengisa izandla zakhe lenyawo zakhe, kodwa abengakholwa ngenxa yentokozo, bemangala wathi kibo,
lilakho ukudla lapha na?
Bamnika iqatha lenhlanzi ephekiweyo, walithatha walidla phambi kwabo, wasesithi kibo,
yila amazwi ami engawakhuluma kini ngiseselani okuthi kumele ukuba kugcwaliseke konke okwalotshwa ngami emlayweni kaMose lakubaprofeti lakumahubo.
Wasevula ingqondo zabo ukuze baqedisise imibhalo, wathi kibo,
kulotshiwe ngokunje ukuthi uKristu uza kuhlupheka, avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kuthunyayelwe ebizweni lakhe ukuphenduka lokuthethelelwa kwezono ezizweni zonke, kuqalwe eJerusalema. Linake lingofakazi balezi zinto. Khangelani, ngiyathumela kini isithembiso sikaBaba, kodwa hlalani emzini lize lambathiswe amandla avela phezulu.
Wasebathatha ephuma labo baze bafika ngaseBethani, ephakamisa izandla zakhe wababusisa. Wathi esababusisa wehlukana labo, wenyuselwa ezulwini. Babuyela eJerusalema belokuthokoza okukhulu, babe khona ethempelini njalo bemdumisa uNkulunkulu.